Forward Navy, foot imin end, intambama bengisicho. Kubanga nebethu abaligugu siyathokoza ukuphenduka lapha ebandleni lobobusuku. Kuyakudumala kancinyane. Futhi ke sizazama ukuphangisa nje masinyane kusenze singene embikweni. Okwakuqala silesimemezelo okumele sisenze futhi lesicelo esikhethekileyo somkhuleko. Yile ncwadi zenu phakathi ngemva lapho ezinikeziweyo futhi lo dade ozwa ukuthi kule simila phakathi kobucopho. Futhi kwakulomunye eLouisville futhi lomunye umfowa womchumayeni ubaba wakhe uchayo inhliziyo futhi kulabaningi abantu abaningi abagulayo emhlabeni lamuhla. Abaningi bachaya ucingo futhi ngeqiniso siyaba khulekela bonke ngenhliziyo zethu zonke ukuthi uNkulunkulu uzazisiza. Ngokuvamileyo phose amaphesenti angamajumi ayisifica munwemunye lanhlani enkonzo yami kuhlezi kuyilokho ukukhulekela abagulayo. Liyabona kodwa ngingathi nje ngilohlobo lombono omncinyane ukuthi ngilokho ngikhulekela abagulayo. Manje khumbulani lokho. Lokho kuyaqhubeka kanye lakho. Kodwa nxa singangenisa ibandla lapho elibekwa esikhundleni sayo. Khona ke futhi lihleleke ukuze sihambe sisebenze. Liyabona. Kufanele sibe ngabahlelekileyo. Bona sihlanganise into yonke. Enye into ichaye inhliziyo yami manje. Imizuzu emilutshwane edluleyo. Yikho lapho indoda encinyane eliqawe elidala enye yengalo zakhe yaphosa yadutshulwa. Unyawo lwaphosa lwadutshulwa. Akakho lapho ukuzongilalela nje manje. Kodwa inkosana eqotho yomfo ngebizo lika Roy Robertson futhi omunye wabaphathi besikhwama bethu lapha ebandleni, le ndoda eyodwa enhle engumKristu othambileyo wanyathela nje lapho futhi wathi, mfowethu Branham, ungakhohlwa umongameli. Wathi kwangenza ngezwa usizi kakhulu lapho enyatheli. Wabona kuthelevishini yena esehla endizamchineni, inyembezi sehla ezihlathini zakhe futhi lomlomo wakhe utshekele emaceleni. Liyazi wayekhona lapho kanye lo Roy futhi labo kuleyo mpi. Akulandaba loba uchiyana laye kwezepolitiki, ulokhu engumongameli wethu. Yebo numzana, gimi angisiyo i-Democrat kumbe i-Republican. NgingumKristu. Kodwa ngiyalitshela ngeqiniso ngangilokuthakazelela okukhulu kumongameli Dwight Eisenhower. Numzana, ngeqiniso ube yindoda enkulu ngendlela yami yokucabanga. Nxa wayengakhankasa njalo futhi lami ngivota, kade ngingamvotela njalo. Kunjalo angilandaba nxa waye le minyaka elikhulu ubudala bengizabe ngilokho ngimvotela ngoba ngiyamthanda futhi kasimkhumbuleni emkhulekweni yethu lobu busuku. JT, ngeqiniso ngiyathakazelela lowo mhlangano omuhle lina lonke, wena lomfo wethu Willard elibe lawo livika. Nxa ngabe ngihambele phandle lina lonke lathi kulungile mfo wethu Branham. Manje uyazi usibanibani, kodwa kungcono ukuma phandle njalo ngikulalele. Alikuboni na? Kulungile, ngakho kuhle sibili. Ngilezi thembiso zamanye amabala nxa lonke lizifuna. Nxa selilungele ukuya kwelusa manje, nxa lizuzile ukufundiswa kwenu futhi lokhu ngiyakholwa lilakho, futhi lonke selihlalisekile, ngithole elinye e-Oregon, amanye e-Washington, California, lase-Arizona, indawo ezijiyeneyo. Futhi nxa ungafuna ukuthatha ibandla kumbe olunye ulutho ngani, khona lapha yindawo enhle yokuqalela khona. Khona lapha futhi kule miphefumulo ekhalayo ndawo zonke lasemareserve ama-India futhi loba nga ofuna ukuya khona, makuthi usazise. Njengoba ngiyakholwa ukuthi lina bafana seliyixilile manje, kunjalo ngiyathanda ukubabona nje besenza lokho. Kulo mfo wethu Radel phezulu lapho endleleni, ngiyakhona ukuya menzela umhlangano ensukwini ezilutshwane. Siza kuba lemvuselelo, umfo wethu Radel uza kuba layo. Futhi ngiyakhumbula ngangivame ukufuqa lowo mfo omncinyane indawo yonke, ngizama ukumenza aphume emahanesini futhi achumayele. Wayela mahloni sibili, wayesithi angikwanisi nje ukukhuluma. Kumele limuzwe. Amen. Bon. Awukwazi lokho ongakwenza nxa ungavumela umoya ongcwele akubambe. Kunjalo. Futhi lo mfo wethu Graham Snelling eUthika, lo mfo wethu Junior Jackson phansi lapho sibabala bonke njengamanye amabandla esidlelana lawo khona kanye lathi sindawonye sonke asiphikisani emfundisweni zethu kumbe amathemba ethu lenhloso zethu imfundiso zethu zinye simandawonye yonke into nje ndawonye silibandla linye nje futhi singathanda ngeqiniso ukuba bahlakazeke indawo yonke silamanye eAfrica amanye eIndia landawo yonke phakathi elizweni yikho lapho esiwafuna khona behlakaza indaba futhi ngiyababona laba abafu abatsha besiza njengomfo wethu JT Panel lapho lo mfo wethu Willard nalabo lapho besiza abafu abatsha lapho ngisiba mdala nxa kule kusasa baza kuba yilawo madoda akusasa angifuni ukuthi lombiko uvele ufe akwenzi nje kumele uqubeke uphile futhi angikholwa ukuthi silesikhathi eside ukuletha ingane encane abathe izakufa ngiyabona ubelayo ebandleni usuku lonke lamuhla dadewethu lokho kuhle kakhulu siyayibonga inkosi ngalokho ukuthi inkosi ilomusa igcwele isihawu qubeka nje ukhona lokho owakutshelwayo khona lapha bona kuzalunga manje liyayikholisa imfundiso na liyayithanda imfundiso ngiyacabanga sibili ukuthi iyasenzela kuhle kuyasinika ukuphumula okuncane ekukhulekeleni abagulayo le mibono lokusilisa kukaNkulunkulu ngoba manje lobo busuku emva kwenkonzo siza khulekela abagulayo njalo lobo busuku sihlezi sifuna ukwenza lokho sibhabhathize loba ngubani loba yisiphi isikhathi bangaki abakhumbulayo lapho ngisavame ukuhamba ngelandela intambo zamagetsi awu ngihambe kuzo intambo zamagetsi izikhathi eziningi ngangihamba amamayela ngamajumi amathathu ngelanga enkangala ngangilamamayela angamakhulu amabili lachumi ayisificamunwembili okulandela intambo zamagetsi ngihamba phansi ngidlula lapho ihembe ezandleni zami futhi ngidinwe kakhulu ngihamba phakathi kwamahlathi futhi lameva aluhlaza esika ngihlangane lomunye umlimi omdala futhi sihlale phansi kwesihlahla futhi ngikhulume laye ngokubhabhathizwa ebizweni lenkosi uJesu wayesithi awu ngihlezi ngifuna ukubhabhathizwa ngathi akusikho khatshana kakhulu esifuleni futhi wayesithi futhi yathatha abaningi babo phansi lapho futhi ngababhabhathiza ebizweni likaJesu ngiqubeke khona ngisehla ngilandela intambo futhi khona ngamandla onke kunjalo isikhathi esinenge ngigqoke izigqoko zomsebenzi ezindala ngibhabhathize oyedwa ngisehla ePaulini ngihlale phezulu lapho ngisebenza ePaulini ngangiyindoda yentambo zamagetsi lami
many time in my old working clothes baptized one come right down off of a pole stand up there working across the pole as a lineman too
ngisebenza ePaulini lendoda ngikhuluma laye ngenkosi wayesithi ngani bhili ngolunye lwalezi nsuku ngizabuya ebandleni lakho futhi ngibhabhathizwe ngangisithi kungani ufuna ukumelela kuze kube lapho sikhona eceleni komfula kulamanzi amaningi khona lapho baba mbeni khona kathesi kunjalo yiso isikhathi uPhilip wathi umthenwa wathi kuPhilip nanka amanzi kuyini okungasenqabeni kunjalo akulo nxa usulungiselele yiso isikhathi ungamvumezi udeveli athole ithuba lokungenisa enye into lapho ungabekeli ikusasa izinto ongazenza lamuhla ikusasa ingayekela ukubuya kuwe ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ngakwenza lokho ngafunda ngangifundisa isifundo ngachiya enye into okwakumele ngiyenze ngolunye usuku futhi usuku olwalandelayo kwase kuphuzile manje ngiqiniso angifuni ukuligcina isikhathi sonke lesi kodwa nje ngiyadonsa futhi angikwazi ngizwa kahle sibili nje ngize ngenze sengathi ngiyahlanya phose ngizwa kahle sibili nje manje asikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana singakasondeleli ilizwi Baba wethu osezulwini, wena unguNkulunkulu ophilayo. ohlala ephila ilanga elisanda kutshona lelo langa elifana uDaniel walikhangela lapho litshona uJeremia walikhangela litshona uAdam walikhangela litshona uJesu walikhangela litshona futhi umhlaba ofanayo ababephila kuwo futhi behamba kuwo futhi ulokhu uhlezi unguNkulunkulu ofanayo lobu busuku kulezicelo ezinene indoda elethumba ebucopheni udade wesaba into efanayo nguwe ithemba kuphela nkosi elikhona kulokho lelo thumba selilibi kakhulu akusela lutho olungamisa sokungaphandle kokufinyelela kwezandla zikadokotela kodwa lobu busuku sihamba lesavutha sethu esincane silanda lelo wulu ukuliphendukisa esibayeni sikababa ebizweni lenkosi uJesu siyathumela umkhuleko wethu ubulale isilwane ithumba ukuba yimvukuzane ukuba letha esibayeni belondekile futhi thina Nkulunkulu siyakhumbula lobu busuku umongameli wethu othandekayo umfo wethu uDwight Eisenhower wethu uhole ilizwe nkosi uzamile ukuzigcina phandle kwimi wathembisa impi yeKorea izaphela nxa elendlela angayenzi wathembisa omama labo ukuthi uzaphendukisa labo bafana kodwa wathi ukuthi mina ngikwenze angeke ngikwenze ngingabeka imizamo yami kodwa uNkulunkulu kuphela uzamele akwenze futhi wawulaye nkosi futhi kathesi sekuhlalisekile konke kungani bengaku bonanga lokho ekuqaleni uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi uzamsiza busisa lo mphefumulo olesibindi inkosi futhi siyakhuleka ukuthi usikhethele umkhokheli olandelayo intando yakho emiselwe ngaphambili mayenziwe inkosi kodwa lo esimfunisisayo sibili lobu busuku ngaphandle kwendaba zelizwe lethu ngulo omkhulu lo khazimulayo ozayo okuzobeka umbuso ongasoze ube lesiphetho inkosi uJesu indodana yakho khona-ke bazabuthanisa izikhala okukhaliswayo kuzakhala futhi akusoze kube lezimpi njalo bazahlanyela izivini futhi badle izithelo zabo bazakwakha izindlu bahlale kuzo futhi akusoze kube lohlupho njalo emva kwalokho sibusise kathesi lapho sisondela ilizwi futhi baba uyasazi isizathu leso ngisondelela ilizwi embhalweni lowo la kungenxa yokuthi ngizwa ukuthi ufuna ngikwenze ngalindlela ukuthi kuyintando yakho yobuNkulunkulu kusehlelweni lakho kusehlelweni losuku ukwenza abantu bafumane izikhundla zendawo yabo futhi belungiselele ihola lempi njengomfo wethu ethile emkhulekweni wakhe kuwe kungasikude usifundisile isikhathi eside nkosi manje baba siphe izikhundla zethu sifake phandle lapho kulokhu sifanele sikwenze ukuze sibe semsebenzini kababa ngoba siyakucela ebizweni likaJesu indodana yakho amen sibe lemini emangalisayo limini ngikhuluma lo dokotela odumileyo eLouisville umongikazi wakhe bezwa ngezinto eziyinkazimulo zenkosi futhi ubabakhe wayengudokotela futhi weza egamelweni lami futhi wahlala imini yonke wangena nje wangena phakathi umuntu omangalisayo olukhulu kancane liyazi uhlobo oluqinileyo umpresbyterian oqotho okokuqala kodwa wasala lenyembezi zisehla phansi ezihlathini zayo uNkulunkulu ulabo nje bahlanyelwe indawo yonke emahofisini abodokotela kubomongikazi angikholwa ukuthi kulowo mongikazi ezibhedlela seNorton Infirmary engingamfakazelanga ngokuba lomoya ongcwele futhi ngimbuza uba wabhaphathizwa ebizweni likaJesu kungela udokotela engahlangana laye loba ngaphi kumbe bona batshele ngakho asisela sikhathi esinenge mfowethu kungelandaba ukuthi kukhangeleka kunzima okunganani lapha melela nje uze ucaphe lokho kuphefumula kokucina phesheya futhi ubone khona-ke uzafisa ukuthi ngabe wakwenza yebo mnumzana ungameleli kuze kube yileso sikhathi asikwenzeni khona manje leli hilo ihola. Oh, bengaphikisa futhi bazonde, njalo bapopote kancane, ngakho kodwa abaqondanga ukukutsho, abaqondanga ukukutsho impela, baqondile. Bangaqala ukupopotela. Kumbula njenge abaqondanga ukukutsho sibili. Abaqondanga ukukutsho. Bengabe mhlawumbe befundiswe enye into futhi babambelele kulokho. Ngakho ungabona umqondo wabo. Ungapopotsani labo, ungapopotsani lo muntu. Kodwa bathande bona nje khona kukho. Khona ke ubusuba khulekela.
Well, I think we got down to the ninth verse.
Oh, ngicabanga sifike kundima 9. Angilaqiniso lokho. Kukude kusukela kusahluko 3. Akusikho nama dododa. Kodwa lulutshu edwaleni kimi. Besikhuluma manje, khumbulani, ukuze sithole isendlalelo esincinyane njalo. Futhi manje, mfowethu nevili, ungidonse kancinyane manje. Uba ngisehluleka ukubona isikhathi sihamba ukuze ngikhulekele abagulayo. Sifuna ukuthola konke okuncane esingakuthola. Futhi lobu busuku ngifuna ukubizwa kwelathi. Ngicinele kulokho engingenelisa nje ukubala konke. Kodwa injongo yalokho ikuthi ukubona isikhundla sakho kuKristu. Ukubona ukuthi akusinto ongaphunguwela kiyo nje. Kumbe enye into engabe oyithethe kwenye indawo, kodwa yilokho uNkulunkulu akwenzela khona ngokwakhe. Kungesikho ukuthi wawulunge sibili ukuthi wahamba ebandleni ngobunye ubusuku, ukuthi omunye umzalwane odubekayo wakukhokhelela phezulu elathini futhi. Kwakungayisikho lokho. KwakunguNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba, kwakumisela ngaphambili empilweni elaphakade. Lapho ufika khona ngalolu suku, akumangalisi amachumi amane abadala abangamachumi amabili lana bethula imiqele yabo. Bonke abantu babeka phansi imiqele yabo. Wonke umuntu wawa ngobuso babo. Babengelayo into eyodwa ababengayikhuluma. Kungela mchumayeli, kungela mdala, kungela lutho. Yonke indumiso ewundlini. UNkulunkulu uza kubuthanisa kuye izinto zonke ngalolu suku. Uba singabakwazi futhi sibone ukuthi lo kwakungubani lo abambethelayo. Manje siqala kundima 8 ukuthi sithole isendlalelo esincane. Lapho kwandise kithi kukho konke ukuhlakanipha lokuqonda, eyazisile kithi imfihlakalo yentando yakhe. Imfihlakalo zentando yakhe. Futhi khumbulani ukuthi zamanjani kulokhu. Bangaka abakade belapha lamuhla ekuseni. Asiboneni ukuthi sihlale njani kulokhu imfihlo yentando yakhe. Manje akusinto encinyane nje. Khona ke kuyimfihlakalo. Intando kaNkulunkulu yimfihlakalo. Futhi indoda ngayinye kufanele idinge intando kaNkulunkulu ngayo. Kumbe owesifazane imfihlakalo kaNkulunkulu. Siyifumana njani? UPawulu yazakala kuye wathi akazange abuzane lo muntu loba inyama legazi. Kahambanga esikolo kumbe eseminari. Wayengelani lokwenza ngakho. Kodwa wembulwa kuye ngoJesu Kristu lo ahlangana laye endleleni esiya eDamaseko ekukhanyeni njengensika yomlilo futhi yambiza. Futhi wasehamba e-Arabia, futhi lapho wahlala iminyaka emithathu. Awucabange lokho kwakuyisikhathi mfowethu Igan. Iminyaka emithathu uPawulo phansi lapho e-Arabia waqatsha isakhiwo esincane kwenye indawo. Ehamba phezulu laphansi esibuyeni kanye nemiqulu emidala babengela emitsha uPawulo wayibhala ubuningi bayo. Khona emiqulwini leyi emidala ukuthi njani uNkulunkulu ekuqaleni wasimisela ngaphambili empilweni elaphakade. Ukuthi wayezathumela njani uJesu ukuthi ngalo umhlatshelo sonke singaba lelungelo esihlahleni sokuphila. Labo abazi ngaphambili wababiza. Labo ababizayo usevele wabalungisisa. Labo abalungisisileyo usevele wabakhazimulisa. onkulunkulu kwasekuqaleni komhlaba wasimisela ngaphambili ekubekweni ubuntwana kwamadodana. Manje indalo yonke iyabubula imelele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu.
Oh, ngiyacabanga uPaul wayelesikhathi esihle. Ngithanda ukuba ngabe ngangilaye lapho. Awungeke na. Manje wathi wazisa kithi imfihlakalo. Ngoba lo moya ongcwele kuwe ngesinye isikhathi futhi uqalise ukulonda lokhu futhi ukhangele nje ukuthi kuhamba njani. Ngale imini kade ngile ophose imizuzu engamajumi amathathu ukudadisha ukukhangela nje esifundweni. Mhlawumbe hatch ngingathi ingxenye yalokho imizuzu elithumi lanhlanu phakathi kwezikhathi. Futhi ngaqala ukulonda futhi ngacabanga imfihlakalo kuyimfihlakalo okunganani. Futhi umbhalo wangibuyisela emuva kuTestament elidala. Khona-ke ngaphenduka kuTestament elisha ngabophanisa enye into ndawonye. Ngabona imfihlakalo yokubuya kwakhe, imfihlakalo yentando yakhe, imfihlakalo yethu sihlezi ndawonye. Kumbulani, akungeke kufundiswe kuloba yiphi iseminari. Kuyimfihlakalo. Awungeke ube yazi ngemfundo ngokwe science yezenkolo. Kuyimfihlo ebifihliwe kusukela ekusekelweni komhlaba. Kulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu. Ngitshela mfowethu, ngitshela dadewethu, kunini okwakuyisikhathi lapho amadodana kaNkulunkulu ayemele abonakaliswe ngaphandle kwalesi sikhathi manje? Kunini lapho kwake kwaba lesikhathi embalini ababeza bonakalisa isikhathi sokukhulula imvelo yonke? Imvelo, imvelo ngokwayo iyabubula ilindele isikhathi sokubonakaliswa. Ngani inhlawulo ingakenziwa, umoya ongcwele ungakathululwa, kungakabi lalo lonke iTestament elidala? Khona phansi lapho kwakungeke kube lokubonakaliswa. Kwakumele kulinde kuze kube yilesi isikhathi. Manje zonke izinto zilethiwe zisiza kubumbeka kusiya enhlokweni yelitshe ekubonakalisweni kwamadodana kaNkulunkulu ephenduka. Futhi lo moya kaNkulunkulu ubuya phakathi kwamadoda lawo ngokupheleleyo kuze kuthi inkonzo yabo iyabe iseduze njengekaKristu, ize ihlanganise yena futhi lebandla lakhe ndawonye. Bangakabake bafunda imbali yamapiramidi. Ngithemba mhlawumbe ininakazi elilodwa lapha liphakamise isandla salo. Kulungile. UNkulunkulu wabhala amaBhayibheli amathathu. Elinye lawo kwakuyizodiyaki ezibhakabhakeni. Yilo iBhayibheli lokuqala. Umuntu kwakumele akhangele phezulu ukuthi ananzelele ukuthi uNkulunkulu ungowaphezulu. Landela izodiac selake layihlolisisa na? Iyanika loba isikhathi sokuthi loba lesikhathi semvukuzane. Iyanika isiqalo ife ukuzalwa kukaKristu. Yisiphi isibonakaliso sokuqala kuzodiac intombi? Yisiphi isibonakaliso sokugcina uliyo isilwane? Ukubuya kokuqala lokubuya kwesibili kukaKristu konke kwakho kulotshiwe phakathi lapho. Khona-ke iBhayibheli elilandelayo lalotshwa laliselitsheni lithiwa amaphiramidi. UNkulunkulu wabhala kumaphiramidi. Nxa ungawahlula khangela imbali zekadeni lezimpi ukuthi akhiwa njani kungakabhidlizwa umhlaba ngozamcolo. Elesithathu lalotshwa ephepheni iBhayibheli kumkhulu okhaliphileyo ohlakaniphileyo umhlaba ozayo. Manje njengoba uNkulunkulu esehambe phansi esikhathini sikuliyo isilwane, sisekubekweni kwelitshe lesihloko lephiramidi, sisebhokwini lesambulo esahlukweni sokucina. Isayensi ithi siyimizuzu emithathu kungakabi phakathi laphakathi kobusuku. Oh, cabanga lapho esikhona. Futhi nanzelela, asithatheni iphiramidi kulula, ime sengathi luhlobo olungamakhona amathathu. Lapho siphansi lapha siqala esikhathini sokuqala sebandla ngemva kokuguqulwa esikhathini sikaLuther. Umuntu nje ukuzithi wayengumKristu kwakusitsho loba impilo yakhe kumbe ukufa kwakhe bambulalela ukukhuluma ukuthi wayengumKristu. Ngakho-ke ukudlula ekuzingelweni isikhathi sonke, esikhathini sonke kube lokuzingelwa. Bonke abaphila ngobuNkulunkulu kuKristu Jesu baza kuzingelwa. Esikhathini sikaLuther kwakukubi ukuthi umlutela wawubulawa njengokudlulisa amalawulo futhi wawungabulawa izikhathi eziningi baba bulalela emapholini bebachisa layo yonke into kumalutela khona ke ibandla lancipha njengepiramidi wabuya kwelinye inyathelo lomusa elaliyikungcweliswa isikhathi sikawesti lapho ephikisa ibandla le-Anglican wafundisa ukungcweliswa leza laba yingcosana njalo khona ke babizwa ngokuthi iqembu labadlulisa amalawulo bangaki phakathi lapho ababengama-Methodist kumbe abake babayibo kumbe abake bahlanganela lebandla le-Methodist ingxenye yenu belikwazi ukuthi ibandla le-Methodist laphosa laba lomoya ongcwele ngesinye isikhathi ngahamba emabandleni ama-Methodist futhi ngababona besiwa esibuyeni futhi bathela amanzi ebusweni babo futhi babaphephethe ngesiphephethiso bebavalela umoya ongcwele ukwehlela kibo kunjalo manje liqiniso lelo phansi emaqaqeni eKentucky lapho sasilama-Methodist lina bafo lingabajoyini besonto phandle lapha sasilama-Methodist emuva lapho lama-Baptist sasiguqa phansi eLatin futhi sitshayana emhlane size sithole enye into siphuma saphila okwahlukileyo emva kwalokho kodwa uyabuya nje futhi ufake ibizo lakho ebhukwini futhi uthi ngingu-Methodist futhi uthathe igabha lesawuto futhi ufafaze amanzi amalutshwane phezu kwakho futhi yikho kuphela kukho uhambe phandle futhi ugqoke ogabhudula uzipende ugijime lamabhiza omjaho ubheje uchove amakhasi udlale imitshina yokubheja nokunye konke lokhu ungu-Methodist olungileyo bona akusiyo Methodist ngabajoyini bebandla nje kunjalo i-Baptist indlela efanayo Presbyterian usehla indlela efanayo njengo-David Du Plessis wathi abazukulu uNkulunkulu akala bazukulu uNkulunkulu akazi abe lo mzukulu kulamadodana kodwa akala bazukulu kunjalo lina laba bantu ababuya ebandleni le-Methodist kumbe ibandla le-Pentecost kumbe ibandla le-Baptist ngoba umama wakho kumbe ubaba wayengu-Pentecost kumbe um-Baptist khona-ke ungumzukulu babengamadodana ungumzukulu bona ngakho uNkulunkulu akalanto enjengaleyo ibandla lilo kuningi kwalokho kodwa hatshi uNkulunkulu akala manje nanzelela lokho khona kusehla kuze kubuye phansi manje lapho kusiba yingcosana ibandla isikhathi sePentecost sangeni lokhu impela kwaquma amaqubu amanenye khona-ke kuyini okwakwenzayo kwachiya nje ama-Methodist lamalutela bonke emuva manje umoya ongcwele uqhubekile esiya phambili esuka khona esikhathini sePentecost kuyini abakwenzayo bahlela bazenzela bona siyi-assemblies of God siyi-oneness siyi-twoness siyi-church of God siyilokho kumbe lokho awusuye wakhona awungeke ungene ezulwini ngaphandle ufake ibizo lakho ebhukwini lethu umbhedo onje angilandaba nxa ungumbaptist methodist presbyterian uyafaka ibizo lakho ebhukwini lokuphila lapho uNkulunkulu elifaka phakathi lapho nxa wawumiselwe ngaphambili empilweni elaphakade uNkulunkulu uza kubiza ngenye indlela ngokuthize ngenye indlela kumbe okunye ngeqiniso uza kwenza konke ubaba angiphe khona kuza kuza kimi kungelandaba ukuthi ungowebandla liphi lokhu akulanto yokwenza ngakho kodwa inhlanganiso yesonto ayisoze ikwenzele into eyodwa kodwa ingakwenqabela kakhulu ekuhambeni noNkulunkulu kodwa ayisoze yenze olunye ulutho iyakubuthanisa ndawonye leqembu lamakholwa labangakholwayo yebo sibili uyahlangana lakho yonke indawo oyakhona futhi babelakho lokho ezulwini ngakho kulungile kodwa ukhangele inhlanganiso yesonto yakho khangela kuJesu nguye okukhangela kuye manje lapho sisehla khona phansi babele bangaki ngiyakhula lomfazi lapha uphakamise isandla sakhe ukuthi wafunda ngamapiramidi liyazi ipiramidi ayizange ifakwe isihloko yafakwa na ayizange ifakwe ilitshe lesihloko phezulu kwayo abazange ngitsho balifumane abakwazi ukuthi kuyini okwenzakala kubo ngani ngani ilitshe lesihloko lingafakwanga phezu kwayo ilitshe lesihloko isiqongo sayo ngoba walahlwa lapho esiza wayeyilitshe elalahlwayo kunjalo kodwa izafakwa ilitshe lesihloko kunjalo futhi-ke amatshe lawo ayekwana ezungeze lelo litshe lesihloko kuzamele abe ngamatshe azabe efanana xathu lelitshe leli azalikwana ijoyini lendaweni yonke ipiramidi iphelele sibili awungeke ufake ireza phakathi kwayo lapho amatshe lawo ebanjanisiwe ndawonye ubungcwethi obuhle bokwakha obunje amanye awo ayabe esinda okwamakhulu amathani phezulu emoyeni futhi ebekwe ndawonye ngokupheleleyo yiyo indlela uNkulunkulu aletha ngayo ibandla lakhe sihlanganiswe ndawonye ngokungenelana inhliziyoni lomqondo munye manje omunye umuntu uthi awu amaluthela emuva le ayingela lutho ungakukholwa khona amaluthela azakuza ekuvuseni njengokufanayo labanye beza kuza ekuvuseni amabhaptisti amapresbyterian futhi labo bonke abantwana bakankulunkulu baza kuza ekuvuseni lokho futhi yiso isizathu lamuhla abantu besithi awu kuza kuba le mvuselelo ethanyelayo eza kuba lapha isindisi yamapentekosti angamakhulu eziyigidi bazasindiswa bonke futhi kuza kuba lo hlwithu liphambanisekile lolo hlwithu luzabe lungamakhulu ezinkulungwane kunjani kodwa baza kube benziwe ngeminyaka eyinkulungwane eyizithupha yosindiso futhi iminyaka eyinkulungwane eyisithupha emuva umuntu uhamba ekukhanyeni lapho ukukhanya kusiza kuye ucapha amabhloho lapho efika kuwo manje nxa engakwala khona-ke usala ebunyameni kodwa uba engaqhubeka esiya phambili manje nanzelelani khona-ke ukubuya kwenkosi uJesu sekuseduze kakhulu kuze kuthi umoya osuka khonale phansi lapha nje usaqala ukulungisiswa ukungcweliswa ubhaphathizo lukamoya ongcwele futhi manje khona esikhathini sokuza kwelitshe lesihloko ibandla kumele libe njengokristu ngokupheleleyo kuze kuthi ukristu lebandla bangamanyana ndawonye umoya ofanayo futhi nxa umoya kakristu uphakathi kwakho uyakwenza uphile impilo kakristu wenze impilo kakristu wenze imisebenzi kakristu lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza uJesu wakukhuluma lokho bona manje siza kuba sile nkonzo ebuyayo efanayo nje le mpilo kakristu kuyini lokho inkonzo leyo ekutshengisayo ukubuya kwenkosi khangela kukho emhlabeni lamuhla futhi ukhangele lokho uKrushevu akutshoyo ezinye zonke lezi izinto ezinkulu futhi le ngxabano ezinkulu zomhlaba wonke ezikhona loba yisiphi isikhathi kungaba lubhuqu ngawuphi umzuzwana kunjalo futhi kuba lokho siyakwazi ukuthi lokho sekuseduzane wonke umuntu ozwayo angabala iphephandaba kumbe alalele umsakazo futhi abekwazi ukuthi sekuseduzane awukhumbula uKristu kulanda ibandla lakhe lokhu kungakenzakali ngakho kuseduze kanjani ukubuya kwenkosi uJesu mhlawumbe lumhlangano ungakapheli lobu busuku sisesikhathini sokucina impela kuliqiniso khangela ibandla lapho lisiza lapho lihamba kuthathe nje engqondweni yakho lina abazembali elifunda imbali khangelani ibandla lamaLutheran phansi kokulungisiswa besiza nje besanda suka esikatolikeni kukhangeleni kuhamba khona-ke khangela uWesley esondela kancinyane nje ekungcwelisweni bese luka bengena emibhalweni khangela khona phakathi amaWesley khona-ke into elandelayo eyabuyayo kwakuyisikhathi sePentecost futhi lesikhathi sePentecost silokubuyiselwa kwezipho izipho zikamoya manje khangela isikhathi esibuyayo kathesi kusiza elitsheni lenhloko bona lokho engikutshoyo ukubuya kwenkosi okwazisiweyo uNkulunkulu lezidalwa zonke kulindele ukuthi ibandla lifumanise isikhundla sendawo yalo. udubo lamuhla ngiphose umuntu wonke engahlangana laye ngagiqelwa phandle sasithatha kumele ngibe lokuhlolwa komzimba liyazi uba ngisiya phesheya kolwandle lina mamishinari lokunjalo liyakwazi lokho lapho ngithatha ukuhlolwa bangiphumisa phandle kwekamelo lapho nganginatha leyo endala kwakhangeleka kimi kwakungathi inhlama kumbe impuphu kumbe enye into futhi bengikade nginatha futhi ngaphuma phandle lapho ngahlala phansi ngama okwengxenye yehola ngabona ukuba kwakuphuma phandle kwesisu sami kumbe hatch ngakhangela nganeno lapho futhi kwakulo munye umfazi omncane wayekhangeleka sengathi wayeseza kufa wayenjalo inyawo ezincane lengalo ezincane futhi ngaqhubeka ngihamba phansi ngisuka kulomuntu ngiya kulewana umuntu kulomuntu ngisiya kulowo muntu ngisondela eduze laye ngaze ngafika lapho ayekhona wayekhangeleka njengento encinyane edubekayo esiza kufa futhi ngasondela duze layo ngathi uxolo nkosazana wathi unjani wena oh wayegula sibili futhi ngathi kuyini okubi wathi ngaya eTucson ukuyavakatshela indodakazi yami ngagula abatholi ukuthi kuyini okubi ngathi into eyodwa engifuna ukukubuza yona ngathi ngingumthumayeli wevangeli ungukristu na ulungele ukuhamba uba ihola lelo lingafika futhi wathi ngingowebandla elithize thize ngathi lo bekungayisiwo umbuzo engubuze wona ngabe ungumkristu ogcwaliswe ngumoya kaNkuluNkulu futhi ulungiselele ukuhamba lapho ekubiza umfazi wayengazi lokho engangikhuluma ngakho bona ikukhangeleka bani okulusizi umhlaba ophakathi kwakho manje kwazisile kithi imfihlakalo yentando yakhe ukubuya mangilibalele olunye uluthu ngangibala ku asivuleni manje ku imfihlakalo yentando yakhe asivuleni kumaHebheru lapha okomzuzu nje isahluko 7 samaHebheru ngiyakholwa yiso futhi ngizathanda ukulibalela enye into ezaliyenza lizwe kuhle lapho sicabanga ngathi sihlezi sonke endaweni zasezulwini amaHebheru isahluko 7 ngokuba uMelchizedek lo manje khangelani inkosi yaseSalem umpristi kaNkulunkulu ophezukonke iyini imfihlakalo manje nansi imfihlakalo khangela lokho kubani lumfo esenza esazi imfihlakalo yentando yakhe luMelchizedek ngimelele umuntu wonke la amaBhayibheli alokhu isavulwa amaHebheru isahluko 7 uPaul ekhuluma indoda efanayo kumaGalatiya ngokuba uMelchizedek lo inkosi yaseSalemu umpriesta kaNkulunkulu ophezukonke owahlangabeza uAbraham umhla ebuya ekubulaleni amakhosi futhi wambusisa U-Abraham wamabela ingxenye okwejumi kukho konke kuqala kuyikuphendulela ngokuphendulelwa inkosi yokulunga bese kuba inkosi yaseSalema kubani lumfo okuyikuthi inkosi yokuthula engelayise engelamama engelasendo engela kuqala kwezinsuku engela loba isiqalo sezinsuku kumbe ukuphela kokuphila yayingubani lindoda wayengubani wayengelayise wayengela mama kazange abe lo mama wayengela lapho aqala khona kumbe kasoze abe lesikhathi lapho aza kufa khona wahlangana loAbraham evela ekubulaleni amakhosi kuyini ayekwenza waphuma ukuyathatha uLot umfo wabo owayelahlekile ukumphendukisa futhi wabulala amakhosi lawo wona amakhosi ayewabulele ngiyakholwa abalitshumi kumbe ichumi lanhlanu lembuso yabo kodwa u-Abraham wahlomisa izisebenzi zakhe futhi wamlandela waze hlukanisa ebusuku bona lapho embamba ngesikhathi sobusuku oh mfowethu sisebenza ebunyameni kathesi ukukhanya kuphela esilakho ikukhanya kwevangeli kodwa wazihlukanisa futhi wambamba futhi wamphendukisa futhi endleleni yakhe ephenduka emva impi isiphelile.
Let's go to Genesis 14 just a minute if the story more plain.
Ngasiyeni ku Genesis 14 okomzuzu nje sithole indaba ngokusobala. Asiyeni lapha ku Genesis esesine ngiyakholwa ngesesi 14 Genesis 14
18
yebo asithatheni uGenesis 14 18 siqale asiqaliseni nje kancinyane ngemuva kwalokho asiqaliseni yebo indima 18 Genesis 14 18 futhi uMelchizedek manje longu Abraham ephenduka manje ekubulaleni amakhosi waphenduka endleleni yakhe ephendukisa uLoti bonke abantu ababe bathumbile bonke njengoDavida owahambayo wathatha kuyini uDavida akwenzayo wathatha isavutha esincinyane waphuma phandle futhi wahluthuna iwundlu elincinyane elikhupha emlonyeni wesilwane cabanga ngesavutha ulanda iwundlu ngubani emhlabeni ongenza lokho ngitshela ngubani umuntu phakathi lapha ongakwenza phakamisa isandla sakho ngingakutshela khona masinyane ukuthi uphambanisekile alizange lingibone ngiphakamisa isandla hatshi ngingeke ngimlande ngovolovo ngitsho kodwa wamlanda ngesavutha isiqephu esincinyane esinjengesikhumba nje sineentambo ezimbili kiso wasizunguza ngoba futhi lapho kusiza isikhathi uGoliyathi ukuthi azincume wamlanda uGoliyathi futhi wathi uNkulunkulu wasizulwini ungivumele ngakhulula iwundlu emlonyeni wesilwane emlonyeni webhele wayekwazi ukuthi kwakungayisiso isavutha kwakungamandla kaNkulunkulu ahamba lawo wayenguye owaphendukisa lelo wundlu futhi yikho lokho esikukhulumayo lamuhla uNkulunkulu ulabo Davida abahleziyo nqa zonke yebo mnumzana abanika izimvu zikababa ukudla futhi kanye ngesikhatshana ithumba lizabuya kumbe imvukuzane izabuya kumbe enye into futhi yeqe yedlule phandle kwezandla zikadokotela lokho akusoze kumise uDavida lo uzahamba khona esiya phandle lapho elandela lo mfu elesavuta esincane esokuthi cela loba yini ebizweni lami kuzaphiwa angilandaba odokotela bengahleka futhi wonke umuntu engamenza inhlekisa uzamlanda loba kunjalo eletha leyomvu eyibuyisela esibayeni yebona umzana ungumntwana kaNkulunkulu susa isandla sakho kuye wawuyisela lesi isilwane phansi khona ke isilwane savuka wasibamba ngendevu futhi wasibulala umfana umncinyane obomvu mhlawumbe wayesinda amapound angamajumi ayisifica munwembili kumbe amajumi ayisifica munwemunye khangela uMelchizedek inkosi yaseSalemu okuyinkosi yokuthula leyo iSalemu ihlezi ngaphesheya kuqaqa inkosi yeJerusalema leyo okwakuyiyo yikho kanye leyo okwakuyiyo inkosi yeJerusalema leyo iJerusalema yayibizwa ngokuthi Salemu okwakuyikuthula leyo kwakuyiJerusalema kuqala ingakabizwa ngokuthi Jerusalema wayeyinkosi yaseJerusalema wayeyinkosi yokulunga inkosi yokuthula inkosi yaseSalema wayengelayise wayengela mama wayengela kuqala kwezinsuku wayengela kuphela kokuphila wayengela sendo ngubani lumfo mkhangeleni yena emva impi isiphelile emva inqobo isinqobile khangela lokho akuchoyo futhi uMelchizedek indima 18 isahluko 14 Genesis futhi uMelchizedek inkosi yaseSalemu waletha isinkwa lewayini futhi wayengumpriesta kaNkulunkulu ophezukonke futhi wasembusisa futhi wathi kabusiswe uAbraham okaNkulunkulu ophezukonke umnini wamazulu lomhlaba futhi kabongwe uNkulunkulu ophezukonke lo onikele izitha zakho esandleni sakho futhi wasemnika okwejumi kwakho konke asibaleni phambili kancinyana futhi inkosi yaseSodoma yathi kuAbraham ngiphe abantu futhi uzithathele impahla futhi uAbraham wathi enkosini yeSodoma ngiphakamise isandla sami enkosini uNkulunkulu ophezukonke umnini wamazulu lomhlaba lalelani ukuthi wakufinyeza njani lokho wakupha njani kuye ukuthi kangiyikuthatha kusukela kumucu kusiya emcilweni wenyathelo futhi lokuthi angisoze ngithathe loba yini hatshi loba ini leyo futhi mhlawumbe ungathi futhi lokho okwakho hlezi funa uthi ngenze uAbraham wanotha ngaphandle kwalokho kuphela amajaha akudlileyo nanzelela uMelkizedek khonapho ehlangana lo-Abraham evela ekubulaleni amakhosi. Imfihlakalo kaNkulunkulu manje isisaziswa. Wayengubani? Akula muntu abangeke bathole loba iphi imbali yakhe, ngoba wayengela yise, akazange abe lomama, akazange abe lesikhathi lapho aqala khona, akazange abe lesikhathi lapho ayengafa khona. Ngakho loba lo wayengubani, ayenguye ulokhu ephila. Akazange abe lokuqala, ngakho wayengeke abe ngomunye umuntu kodwa uElah Elohim, oziphilela yedwa, ohlala yedwa, uSomandla uNkulunkulu. UJesu wayelobaba, uJesu wayelomama, uJesu wayelokuqala kwezinsuku, uJesu wayelokugcina kwempilo yasemhlabeni. Kodwa lindoda yayingela baba kumbe umama. Amen. Engela baba kumbe umama.
Jesus had both father and mother.
UJesu wayelakho konke, ubaba lomama. Indoda le yayingela baba kumbe umama. Amen. Futhi kuyini akwenzayo emva impi isiphelile, emva u-Abraham esethethe isikhundla sakhe, emva ibandla selithethe isikhundla salo? Siyabizelwa ekubekweni ubuntwana kwamadodana ngumoya ongcwele. Futhi nxa umuntu ngamunye ethatha isikhundla sakhe, lokho uNkulunkulu ambizela khona ukuthi akwenze, futhi ame kuze kube ekugcineni kwendlela, elanda abalahlekileyo. Okokuqala, uPawulu ukhupha ukwesaba konke phandle kwakho. Ngakho manje uba ubiziwe, uba ungenzanga amadlabuzane nje engqondweni yakho ngolunye uhlobo lwesayensi yezenkolo. Nxa uzelwe sibili ngokukamoya, khona-ke uNkulunkulu wakumisela ngaphambili umhlaba ungakasekelwa, wafaka ibizo lakho ebhukwini lewundlu lokuphila. Futhi manje siza ndawonye ukuzohlala ezindaweni zulwini kuKristu Jesu. Abantu abangcwele, isizwe esingcwele, abantu abahlukeneyo, ubupristu bobukhosi, sinikela imihlatshelo kamoya kuNkulunkulu, ukuyikuthi izithelo zendebe zethu zinika indumiso ebizweni lakhe. Abantu bayangena futhi bathi labo bantu bayahlala. Qiniso banjalo, inhlakanipho kaNkulunkulu ibuwula emuntwini, futhi lenhlakanipho yomuntu ibuwula kuNkulunkulu. Kuyaphikisana okunye kokunye. Kodwa ibandla eligcwaliswe ngumoya sibili ligcwele amandla kaNkulunkulu, lihlezi ndawonye endaweni zasemazulwini, linikela imihlatshelo kamoya indumiso zikaNkulunkulu. Umoya ongcwele uhamba phakathi kwabo, udalula isono, futhi ubiza izinto eziphakathi kwabo ezimbi, kuqondiswa futhi ekwenza kuqonde kulingane. Ngoba ngani? Izikhathi zonke kusebukhoneni bukaNkulunkulu yilowo mhlatshelo olegazi. Manje khumbulani, sedlule kukho lamuhla ekuseni, awusindiswanga ngegazi, ugcinwe usindiswe ngegazi, kodwa wasindiswa ngomusa, ngokholo, ukukholwa. UNkulunkulu waqoqoda enhliziyweni yakho, ngoba wakumisela ngaphambili, wakhangela phezulu, wakukholwa, wakwekulela. Manje igazi liba ngumhlatshelo wezono zakho. Khumbulani ngathi uNkulunkulu akalahli isoni ngokona, uyisoni kwasekuqaleni, uyalahla uKristu ngokona. Futhi ke ngoba usemlahlile uKristu, wathatha ukulahla kwethu. Ngakho akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu, abangahambi ngokwenyama kodwa ngokukamoya. Futhi uba usenza ulutho olubi, akusikho ngamabomu, awoni ngamabomu. Umuntu owona ngamabomu uyaphuma futhi awoni ngamabomu, kakafiki kulowo mzimba. Kodwa umuntu oseke waba phakathi lapho ufile, futhi impilo yakhe ifihle kuNkulunkulu ngoKristu, ubekwe uphawu ngumoya ongcwele, futhi udeveli angeke amfumane. Ukude phakathi lapho, kuzamele aphume phakathi lapho udeveli engakafiki kuye, ngoba ufile. Tshela umuntu ofileyo ukuthi ungumzenzisi, futhi ubone lokhu okwenzakalayo. Umkhahlele ohlangothini futhi uthi, wena mzenzisi omdala, wena akasoze akhulume ilizwi, futhi lokhu yikho, uzazi, hlalela lapho. Futhi lo muntu ofileyo kuKristu ungambiza ngokuthi mzenzisi, umbize loba kuyini okufunayo, kasoze aphakame ngakho. Nxa loba yini, uza kuthi nyelele kwenye indawo, futhi akukhulekele kunjalo. Kota o abanye babo basaphila sibili. Yikho lokho engicabanga ngakho. Kumele singcwabe abantu abafileyo. Bona abafileyo kuKristu. Siyabangcwaba emanzini. Kwezinye izikhathi singcwaba abantu abanenge kakhulu abaphilayo. Inzondo enenge lombango futhi kulokunenge ebandleni. Kodwa asingeke sikwehlukanise lokho. Kodwa uNkulunkulu uyakwenza. Uyabazi abantu bakhe. Uyazazi izimvu zakhe. Uyalazi ilizwi lonke. Uyabazi abantwana bakhe. Uyabazi labo angababiza. Uyazi labo abamisele ngaphambili. Uyakwazi ukuthi ngubani anike lezi izinto kuye. Lokhu azazisa ngakho. Kanjani? UNkulunkulu angabeka ithemba ebantwaneni bakhe kulokho okokwenza esazi ukuthi baza kwenza khona kanye. Liyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwenza lokho? Ngani? USathan wathi kuJobe ngolunye usuku wathi kuNkulunkulu ngolunye usuku. Yebo, ulenceku uNkulunkulu wathi akula emhlabeni onjengaye, yindoda epheleleyo. Waye lethemba kuye. USathan wathi, oh yebo, ulezinto zonke kalula. Ake ngibe laye okwesikhatshana futhi ngizamenza akuthuke ebusweni bakho. Wathi usezandleni zakho kodwa ungathathi impilo yakhe. Bona futhi wenza konke ngaphandle kokuthatha impilo yakhe. Kodwa oh uJobe kulokuthi kuyini akwenzayo. Wathuka uNkulunkulu nalapho uNkulunkulu ethethe abantwana bakhe. Lapho esenza izinto zonke lezi ezimbi kuye layo yonke into.
He fell on his face and worshipped.
Hallelujah. UJobe kabuzanga wawa ngobuso bakhe futhi wakhonza. Hallelujah. Wathi inkosi iphile futhi inkosi yathatha. Malibusiswe ibizo lenkosi. Nanko ke uNkulunkulu wayesazi ithemba lakhe kuJobe. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi angakuthemba okunganani. Uyazi ukuthi angangithemba okunganani. Kodwa lokho esikhuluma ngakho kathesi yikubeka lumntwana. Manje lapho iBhayibheli, lapho impi isiphelile, lapho into yonke isiqediwe, khona ke kuyini okulandelayo esikwenzayo? Kuyini esikwenzayo emva impi isiphelile? Belikwazi lokho esikwenzayo, sihlangana lo Melchizedek.
Let's turn Matthew 16:16. Right quick.
Gasivuleni kuMateyu 16:16 ngokuphangisa. Sibone lokho nxa kuyikho kumbe hatshi. UMateyu ongcwele isahluko 16 lendima 16. Ngileqiniso kunjalo uMateyu 16:16. UMateyu Stupa, hatshi akusikho, ungeke kube seduze kangako. 26:26 or 16 lapha, ukhuluma kuSimon Petro uXolo, bengingazimiselanga ukutsho lokho. 26:26, ngoba ukudla kwantambama kokucina yikho lokho engizama ukufika kukho. UMateyu isahluko 26, futhi lendima 26. Manje sesimtholile nanko silapha ekudleni kwantambama kokucina. Futhi besadla uJesu wathatha isinkwa, wasibusisa futhi wasihlephula, futhi wasinika abafundi bakhe, futhi wathi thathani lidle, lo ngumzimba wami. Futhi wasethatha inkezo futhi wabonga futhi wabanika esithi nathani yonke kuyo. Ngokuba lokho kuligazi lami lesivumelwano esitsha elichithelwa abanenge kukho ukuthethelelwa kwezono. I-Z-O-N-O, izono, amaKristu abayenza izinto ezimbi. Kulungile kodwa, lalelani indima 29. Ngithi kini, kangiyikunatha kusukela kathesi okwalesi sithelo sevini kuze kufike lolo suku lapho engiza kusinatha lani kakutsha lani embusweni kababa wami. Ini into efanayo uMelchizedek ayenzayo emva u-Abraham esethole isikhundla sakhe, wahlela amadoda akhe futhi wanqoba impi futhi wayesebuye ekhaya. Futhi uMelchizedek wabuya lesinkwa lewayini. Emva impi isiphelile khona ke sizakudla isidlo somtshado lenkosi uJesu emhlabeni omutsha. Oh, malibusiswe ibizo lenkosi. Kulungile, imfihlakalo yentando yakhe, njengokufisa kwakhe okuhle, siphenduke njalo kwabase-Efesu 9, lokho akuhlosileyo kuye ngokwakhe.
That in the dispensation of the fullness of time.
Kuze kube ukuphelela kokugcwala kwesikhathi. Futhi khumbulani lokho sedlule kukho nje abase-Efesu isahluko 1 indima 10. Kuze kube ukuphelela kokugcwala kwesikhathi. Manje sifunde ukuthi ukugcwala kwesikhathi kulindeleni ukugcwala kwesikhathi sonke. Isikhathi lapho isono siza kuma, isikhathi lapho ukufa kuza kuma, isikhathi lapho ukugula kuza kuma, isikhathi lapho isono siza kuma, isikhathi lapho konke okuphambukisiweyo. Lezo zinto eziphambukisiweyo, lezo udevil aziphambulileyo, ziza kuma, lapho isikhathi ngokwaso siza kuma. Khangelani, kuze kube ukuphelela kokugcwala kwesikhathi, ukuze ahlanganisele ndawonye izinto zonke kuKristu, zonke ezisezulwini, lalezo ezisemhlabeni, lakulo. Ahlanganise zonke izinto kuKristu. Njengoba ngitshilo lamhla ekuseni, wonke amatshe amancane aligugu esiwatholayo, lezi zinto ezinkulu ezincinyane, ungazipolisha kuGenesis, ungazipolisha kuExodus, ungazipolisha kuLevi, futhi uzilethe, uzidlulisa futhi kusambulo, zizacina sezinguJesu. Ungathatha uJosefa, uthathe uAbrahama, uthathe uIsaka, uthathe uJakobe, uthathe uDavida, uthathe loba yiwapi alawa matshe aligugu, lawo madoda kaNkulunkulu, futhi ubone uba ungaboni uJesu Kristu etshengisiwe kulelo lalelo, ukuze ahlanganisele izinto zonke koyedwa uKristu Jesu.
Now, a little further now. Now the 11th verse.
Manje phambidlana kancinyane, manje indima 11. Kuye lathi esabelwa ilifa. Oh, ilifa. Omunye umuntu kumele akuthiyele olunye ulutho kumbe lilifa. Kunjalo na ilifa. Si le lifa liphi? Yiliphi ilifa engangilalo? Ngangingela. Kodwa uNkulunkulu wangitshiyela ilifa lapho efaka ibizo lami ebhukwini lewundlu lokuphila ngaphambi koku segelwa komhlaba. Oh, uthi manje, mana umzuzu mfowethu, uJesu wakwenza lokho lapho ekufela, hathi akazange uJesu weza ukuzongihlawulela lelo lifa. Balani wona olande umzila olandelayo. Kuye lathi futhi sabelwa okusobala, sabelwa ilifa esaniselwa lona ngaphambili ngokwecebo lakhe osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe enhle. ONkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba, njengokuba sikuthethe esifundweni, lina bantu sibone kanjani uNkulunkulu ukuthi wayeziphilela yedwa, ukuthi kuye kwakulothando kanjani, kuye kwakulokuba nguNkulunkulu, kwakungelalutho lokumkhonza, kuye kwakulokuba ngubaba, wayeyedwa ngokwakhe, kuye kwakulokuba ngumsindisi, kwakungalahlekanga lutho, kuye kwakulokuba ngumsilisi, yizo izifanekiso zakhe, kwakungelalutho lapho. Ngakho yena uqobo lwakhe, icebo elihle lentando yakhe uqobo, laletha lezi izinto ukuze kuthi yena ngalindoda eyodwa uKristu uJesu akuhlanganise njalo ndawonye. Oh, ilihlo alibonanga, indlebe ayizangi, akumangalisi, kuyinto efihlakeleyo. Khangelani, wasimisela ngaphambili kuleli ilifa. Nga ngelilifa eliyilo elenye into, nxa uNkulunkulu eqoqoda enhlizweni yami esithi, William Branham, ngakubiza isikhathi eside esedluleyo, umhlaba ungakasekelwa, ukuthumayela ivangeli ngelilifa, ilifa lempilo elaphakade. Manje uNkulunkulu wathumela uJesu ukuzoyenza lelo lifa libe qotho kimi, ngoba kwakungelalutho engangingalwenza ukuthi libe lilifa lami. Kwakungelalutho, kwakusebenza, akulanto engangingayenza. Kodwa ekugcwaleni kwesikhathi uNkulunkulu wathumela ngesikhathi sakhe uqobo esihle uJesu iwundlu elabulawa kusukela ekusekelweni komhlaba. igazi lakhe lacithwa ukuze ngiye elifeni lami ukuba yini ilifa liphi ubudodana ukuba yindodana kaNkulunkulu futhi manje lokho kungalikhama kulibulala Kodwa belikwazi ukuthi amadoda angamadodana kaNkulunkulu ngabo uNkulunkulu abancane bangaki ababekwazi lokho bangaki abakwazi ukuthi uJesu watho njalo iBhayibheli uJesu wathi umthetho wenu kawuzange uthi ngokwawo ukuthi lingoNkulunkulu futhi nxa libabiza ngokuthi ngoNkulunkulu lokho uNkulunkulu akukhulumayo kuGenesis 2 ukuthi babengaboNkulunkulu ngoba babeyibo babelokubusa okugcweleyo phezu kombuso komhlaba wamnika ukubusa phezu kwezinto zonke futhi walahla ubuNkulunkulu bakhe walahla ubudodana bakhe walahla umbuso wakhe futhi uSathane wawuthatha Kodwa mfowethu silindele ukubona kwaliswa kwamadodana kaNkulunkulu abaza phenduka bakuthathe khona njalo silindele ukugcwala kwesikhathi lapho ipiramidi ifika phezulu esiqongweni lapho amadodana agcweleyo kaNkulunkulu aza kubonakaliswa lapho amandla kaNkulunkulu azaphuma phandle Hallelujah futhi athathe amandla wonke lawo uSatan amthathela wona yebo numzana kungokwakhe uyilogosi eyaphumayo kuNkulunkulu lelo liqiniso leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu khona ke wayese yenza umuntu waba nguNkulunkulu omncane futhi wathi uba bebiza labo ilizwi likaNkulunkulu eleza kubo abaprofeti uba bebabiza ngokuthi onkulunkulu labo ilizwi likaNkulunkulu eleza kubo futhi uNkulunkulu watho njalo ngokwakhe ukuthi babe ngoNkulunkulu watshela uMose ngakwenza waba nguNkulunkulu futhi ngenza uAaron umprofeti wakho amen Ngiyenza njengohlanya lwezinkomo kodwa kangisuye oh lapho amehlo akho evuleka futhi abone lezo zinto kulungile wenza umuntu waba nguNkulunkulu uNkulunkulu embusweni wakhe futhi umbuso wakhe usuka olwandle usiya olwandle usuka okhunjini usiya okhunjini ulobubusi bakho futhi lapho uJesu esiza enguNkulunkulu oyedwa ongelaso wakutshengisa lapho imimoya ivunguza wathi ukuthula makube khulu amen futhi lapho isihlahla wathi akula muntu oza kudla kuwe ngiqinisile ngithi kini lina elingoNkulunkulu abancane nxa ungathi kulintaba suswa futhi ungathandabuza enhlizweni yakho kodwa ukholwe lokho okukhulumileyo kuza kwenzakala ungaba lakho okukhulumileyo
Right back to Genesis to the river.
Uyela khona emuva kuGenesis ekuqaleni kuyini. Manje umhlaba lemvelo kuyabubula. Kuyakhala yonke into iyahamba ini ekubonakaliseni kwamadodana kaNkulunkulu. Lapho amadodana eqiniso azelwe engamadodana amadodana aqalisiweyo bayakhuluma futhi amazwi abo ayasekelwa ngiyakholwa sisemngceleni wakho kathesi hebo numzana wothi kulintaba makube njalo fowethu ngiyafisa okuthize thize into ethile yenziwe ngilokukholwa kuJesu Kristu ngiyakupha khona ebizweni lenkosi uJesu Kristu amen nanku kubonakaliswa oh mfowethu izilimo zami ziyatsha phandle angikabi lezulu ngiza kuthumela izulu ebizweni lenkosi lapho lizabuya oh kulindele kububula imvelo yonke ilindele kubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu uNkulunkulu wakumisela ekuqaleni wapha umuntu umbuso wapha uJesu Kristu futhi uJesu wakupha ebizweni lakhe kanye lesiqiniseko lesi cela ubaba loba yini ebizweni lami futhi ngizalwenza oh mfowethu Palmer kulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu isikhundla ibandla njengoba ngijiwe ibhuku labase Efeso libhuku likaJoshua futhi uJoshua ebeka abantu lapho abamele babekhona Manje nxa babengeke bame bathule futhi wafaka uEfrem lapha futhi langale elizweni likaManase futhi lo wayephenduka ebhobhota futhi ekhathazeka babeza hambisana kanjani lapho omunye esithi ngingumbaptist ngingumethodist ngingumpentecost ngingu-oneness ngingumtwoness ngingusibanibani uza kwenza njani Mana uthule uNkulunkulu ufuna ukubeka ibandla lakhe amadodana lamadodakazi kaNkulunkulu uNkulunkulu mangiphile ukuthi ngikubone ngumkhuleko wami eduze kangako ngize ngikuzwe ngezandla zamphose kungazathi kukhona lapho yikho ebengifisa ukukubona kulindele isikhathi lapho uhamba phansi ezitaladeni lapho kulele ogogekileyo elele lapho kusukela esiswini sikamama wakhe isiliva legolide angila kulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu haleluya lapho uNkulunkulu eza kuzazisa lapho beza kumisa ukugula baza kumisa imvukuzane baza kumisa izifo ucabanga ukuthi imvukuzane lulutho iBhayibheli lathi kuzafika isikhathi lapho abantu bazabola enyameni yabo futhi amanqe aza kudla izidumbu zabo bengakafi lokufa imvukuzane yibuhlungu bezinye kulokho okuzayo kodwa khumbula leyo nto esabekayo yalelwa kulolu suku ukubamba labo abalo Paulu kaNkulunkulu yikho lokho esikuphijekelayo kathesi ukungena futhi sibekwe esikhundleni embusweni kaNkulunkulu lezi zifo zingakatshayi kuhle kangakanani ukuphelela kwesikhathi ukugcwala kwesikhathi ilifa kuye lathi futhi sabelwa ilifa simiselwe ngaphambili lanikezwa kanjani ilifa lethu kithi ngani ukumiselwa ngaphambili ukumiselwa ngaphambili lulwazi lwangaphambili uNkulunkulu wabakwazi kanjani ukuthi wayengakuthemba ukuba ngumtshumayeli ulwazi lwakhe lwangaphambili hathi lo ofunayo kumbe ogijimayo kumbe yena uNkulunkulu otshengisa umusa kunjalo ukumiselwa ngaphambili wayekwazi okwakukuwe wayekwazi okwakukuwe ungakezi lokuza emhlabeni wayekwazi lokhu okwakukuwe kungakabi lo mhlaba ukuba uze kuwo nguye lo nguNkulunkulu ongelamkhawulo ongelamkhawulo thina silomkhawulo sicabanga kuphela okulomkhawulo bekusitsho okungako kimi kusukela lokho okwenzakala kimi angikwazi lapho ngicabanga lapho ngisima lapho okwemizuzu emilutshwane yentokozo futhi ngacabanga akula kusasa kwakungena izolo akula kugula akula sizi akula kuthaba okuncinyane khona-ke kube lokuthaba okuningi sibili konke yikuthaba mina bo lapho ngize ngime lapho futhi ngathi kuyini lokho ilizwi lelo lathi lolu luthando olupheleleyo futhi yonke into owawuyithanda futhi lento yonke eyakuthanda ilapha kanye lawe kathesi futhi uzasinikeza enkosini uJesu lapho ebuya njengemiklomelo yenkonzo yakho ngababona labo bafazi abahle bemile lapho bonke bengibamba futhi beklabalala mfowethu oligugu othandekayo ngawabona lawo madoda futhi lenwele lezi ezingamahlikihliki entanyeni zabo lapha begijima bengibamba futhi besithi mfowethu othandekayo futhi ngacabanga kutsho ukuthini lokho wathi ngabantu bakho ngathi abantu bami ngeke kube labo Branham abaningi kangako kulezi gidi wathi ngabakho abaphendukayo haleluya ngabakho abaphendukayo yibo labo aba wathi uyambona lowana omi lapho umfazi omuhle sibili engake ngamboni wathi wayesedlule iminyaka engamashumi ayisificamunwemunye ubudala lapho umkhokhelela kuNkulunkulu akumangalisi ekhala mfowethu othandekayo wathi kasoze abe mdala futhi usedlulile kulokho usekukhazimuleni kobutsha umile lapho angeke anathe amanzi aqandayo kawadini angeke ahlale phansi futhi alale ngoba akadinwa akula kusasa akula izolo loba ulutho sisepulaphakadeni kathesi kodwa ngelinye ilanga elenkazimulo indodana kaNkulunkulu izabuya futhi uzakwahlulelwa ngokuya kwelizwi owalithumayela kibo mfowethu ngathi uPawulu uzamele alethe iqembu lakhe na yebo nomzana ngathi ngalithumayela njengoba uPawuli walitsho angikaze ngiphambuke, angikaze ngithathe kuloba ziphi izivumankolo kumbe enye into. Ngahlala ngingofanayo futhi bonke babo baxabalala ngobunye. Siyakwazi lokho, siphumule ngokuqiniseka. But uzasinikeza kuye futhi ke sizabuyela njalo emhlabeni ukuyaphila nini nini. Oh mina bo, khonapho nje lapho ngaqalisa ukuphaphama, ngakhangela ngilele lapho embedeni futhi ngabona isidumbu sami lapho sisiba sidala futhi sithwabhana futhi sidonsekile futhi futhi silemikhuhlane futhi sihlupheka futhi ngabona izandla zami emuva kwekhanda lami futhi ngacabanga oh ngizamele ngibuyele entweni leyo futhi ngaqhubeka ngisizwa ilizwi leli, qhubeka ulokhu uphikelela. Kubeka ulokhu uphikelela. Ngathi Nkosi, ngihlezi ngikholwa ukusiliswa nguNkulunkulu. Ngizaqhubeka ngikukholwa, kodwa ngizaphikelela ngenxa yaleyo imiphefumulo. Ngakho ngisize, ngizakuba labanenge lapho, ngiza mangiphile Nkosi futhi ngizafaka esinye isigidi phakathi lapho nxa uzangivumela nje ngiphile. Angilandaba ukuthi lubala bani isivu mankolo siphi, isizwe siphi, lokho abayikho bonke bamunye lapho. Befika lapho futhi leyo mingcele ehlukanisayo ayisekho. Oh ngiyababona labo bafazi abahle sibili, angikaze ngibone zehla phansi inwele ezinde zisehla phansi emihlane yabo, iziketi ezinde khona le phansi babengagqokanga enyaweni. Ngiwabona wona amadoda kanye lenwele ezimahlikihliki entanyeni zabo, amakhanda abomvu, amakhanda amnyama futhi lembala yonke ejiyeneyo. Futhi babephosa ingalo zabo bengisingatha, ngangibezwa ngezwa izandla zabo. UNkulunkulu ungumahluleli wami futhi laleli bhuku elingcwele livulekile. Ngangibezwa nje ngokufanayo ngisizwa izandla zami ebusweni bami. Babephosa ingalo zabo bengisingatha kungelamizwa yabesifazana njengalokho okungaba yikho kathesi. Anginandaba ukuthi ungcwele okunganani, ukuthi ungubani, uluhlobo bani lomtshumayeli, umpristi kumbe ini ongaba yiyo. Akula ndoda engavumela owesifazana aphose ingalo zakhe emsingatha kungabi lemizwa yobuntu, lelo liqiniso kanye. Kodwa mfowethu, lapho ungadlula phakathi kwalapha laphesheya akusikho ngaleyo ndlela ngale. Oh mina bo, khona kule akwenzeki, konke kuluthando. Yonke into iqotho mfowethu, futhi yonke into iqotho dadewethu. Akula kufa, akula sizi, akula mhawu, akula lutho, akula lutho olungangena lapho, ngikuphelela nje. Yikho lokho engikulwelayo, yikho engikubekela khona. Ngathi oh Nkosi, yikho lokho engikulandileyo ebandleni. Lapha ngizama ukubeka ibandla ohlelweni. Ngilitshela mfowethu lo dadewethu kulento eyodwa kuphela engangena kulokho, lolo luthando olupheleleyo. Hathi ngoba uthembekile kuBranham Tabernacle kumbe ibandla leMethodist kumbe ibandla leBaptist, konke kulungile, kufanele ube njalo. Kodwa oh bangani, lile hathi ngenxa yokuthi lakhuluma ngendimi, ladansa emoyeni ngoba laxotsha udevele kumbe lasusa izintaba ngokholo. Lokho konke kulungile, ngoba konke lokho kulungile, kodwa ngaphandle kothando oluqotho luphakathi lapho, yikho lapho uthando olupheleleyo olwalukhona, futhi yiyo into kuphela eza kungenisa phakathi lapho. Yiyo into kuphela engahlala lapho, yiyo into kuphela eyayikhona lapho. Oh mina bo, ngikubekwa ubuntwana uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Manje asiphangiseni, asithatheni isahluko lesi siphele kungenani nxa kusenzeka kumizuzu elithumi elandelayo. Kuye esabelwa ilifa, silelifa lani impilo elaphakade simiselwe ngaphambili. Njani umuntu wonke uyakuzwisa lokho na? Wabiza uNkulunkulu na? Hathi uNkulunkulu wakubiza. Abanye abantu bathi oh ngamdinga nje uNkulunkulu, futhi ngamdinga uNkulunkulu. Awuzange, akula muntu owake wadinga uNkulunkulu. NguNkulunkulu odinga umuntu. UJesu wathi, akula muntu ongeza kimi ngaphandle ubaba wami amdonse kuqala. Bona, imvelo yomuntu ukubalekela uNkulunkulu. Futhi uthi manje lokho yikho okungihluphayo, kungenani ukuthumayela kini bani. Ungahlali usesimeni esifanayo obe uhamba kuso. Kuquka kathesi ngizweni lapho ngikhuluma itsho kanje iNkosi, angikaze ngizibize lokho. angisikho kodwa lingibiza umprofeti wenu kumbe umprofeti umhlaba uyakukhona lokho umhlaba wonke izigidi lezigidi lezigidi zabantu ngakhuluma ngikhangelane futhi ngingakhangelananga labalichumi kumbe ebantwini abayizigidi ezilichumi kumbe ichumi lambili kumbe abedlulayo ngikhuluma ngikhangelene Ngibone imbono engamachumi ezinkulungwane lezibonakaliso lezimangaliso futhi akula lasinye saso esake sehluleka futhi kunjalo wangitshela ngaphambili izinto ezingazange zehluleke ukwenzakala khona kanye ngiza kuletha loba ngubani ekuthonisisweni ngalokho kunjalo angizitsho ukuba ngingumprofeti kodwa ngilaleleni Icho kanje inkosi kuzathatha uthando olupheleleyo ukukufaka kuleyo ndawo ngoba yikho kuphela lokho okwakukhona lapho akulandaba ukuthi imali iphi ukuthi kunenge kanganani ukubonakaliswa kwezenkolo wenza okuhle okungaki kumbe wenzani lokho akusoze kusebenze ngalolo suku kuzathatha uthando olupheleleyo ngakho loba yini oyenzayo beka yonke into eceleni kuze kuthi ugcwaliswe nje ngothando lukaNkulunkulu uze ubathande labo abakuzondayo ngilokho njengoba ngikhulumile lamuhla ekuseni ngenziwa ukubunjwa kwami konke ngumusa abantu abaningi bathi manje nwaya umhlane wami lami ngizanwaya owakho yebo ngenzele ulutho lami ngizakwenzela ulutho lo akusiwo musa umusa yikuthi nxa umhlane wakho ulunga ngizawunwaya kungenani loba uyanwaya owami kumbe hatshi ungangitshaya ngempama ebusweni futhi uthi umhlane wami ufuna kumbe ufuna ukunwaywa ngiza kunwaya bona yikho lokho yenza olunye ulutho angikholwa emsebenzini ngiyakholwa ukuthi imisebenzi luthando imisebenzi isibonakaliso sokuthi umusa uthethe indawo Angiphili ngokuthembeka kumkami ngoba ngiyakholwa ukuthi uzangala uba ngingakwenzi. Ngiphila ngokuthembeka kuye ngoba ngiyamthanda. Angichumayeli ivangeli ngoba ngicabanga ukuthi ngingahamba esikogweni uba ngingakwenzi. Ngiyachumayela ivangeli ngoba ngiyamthanda qiniso. Ngicabanga ukuthi ngingacapha lezo nlwandle eziphepho futhi lazo indizamthina ziphapha emuva laphambili futhi lombane uphazima lokunye konke futhi loba huphi umzuzu futhi lo muntu wonke eklabalala futhi labo sakubona Maria bekhulunywa endizamchineni lakho konke bona abantu bejinga kuwo amabhante okuvikela lomchayeli wendizamchina esithi amafutha okuhambisa indizamchina aseleyo azadonsa imizuzu elithumi lanhlanu asikwazi ukuthi singaphi licabanga ukuthi ngingenza lokho nje ukukholisa ukukwenza Ngicabanga ukuthi ngingabuyela phandle le eguswini lapho amabutho eGermany babengisingatha ngengalo zabo njengalokho ubusuku ngabunye bengingenise futhi bengikhuphe emhlanganweni kwaze kwathi umoya ongcwele waqala ukwenza izimanga amakhomanisi behlezi belokubonisa ebusuku ukuthi bangidubule bekude okwamayila licabanga ukuthi ngingakwenza lokho ukuthi ngikholise nje ngoba enye into ephakathi kwami iyathanda ngabantu abafelwa nguKristu uPaulo wathi angifisi ukuya eJerusalema kuphela kodwa ngiya phezulu khonale ukuyabethelwa ngiya phezulu ukuya kufa ngiya phezulu lapho ukuyafela injongo yenkosi ngenye into uthando olukubamba ngamandla olukwenzayo lokho yikho kanye aluba ngichumayela ivangeli okwemali nxa kwakungabe kunjalo Ngangingasoze ngibe lesikwelete samadola ayinkulungwane ezingamajumi amabili. Ngangingasoze ngibe yilokho esikweletini. Hathi nomzana, ngoba ngangiza kube ngigcine ezinye zezigidi ezingabe zinikwe kimi. Indoda eyodwa, yathumela amanxusa awe-FBI nemali elotshiweyo eyisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amahlanu amadola futhi ngathi ibuyiseleni. Ayisikho okwemali akusiyo mali angichumayeli ivangeli okwemali akusikho kwalokho kungenxa yothando into engifuna ukuyenza yile lapho ngisedlula ukuphefumula kwami kokugcina phesheya okungaba imizuzu emihlanu kusukela kathesi kungaba ngamahola amabili kusukela kathesi kungaba iminyaka engamashumi amahlanu kusukela kathesi angikwazi ukuthi kuza kuba nini kodwa lapho kusenzakala ngifike lapho ngifuna ukulibona lisebuhleni bobutsha ngigijima limemeza mfowethu othandekayo mfowethu yikho okusenhlizweni yami yiso isizathu angizami ukuwuphikisana lani ukuthi ngibe ngowahlukileyo kodwa ngizama ukulibeka endleleni eqondileyo yiyo indlela yokungena hathi ibandla lakho hathi inhlanganiso yesonto yakho kodwa ukuzalwa kwakho kuKristu oh mina bo buye esabelwa ilifa esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salo osebenza izinto zonke ngokwecebo lentando yakhe lalelani siza kuvala kumizuzu emilithwane lalelisani manje singakavali ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esathemba kuqala Kristu kuye lani elathembayo khangelani lokho kathesi ngamandla gqokani amajazi enu amajazi evangeli bambani indlebe zenu zivulekile lalelisani ngikundima 13
in whom you also trusted after
that kuye lani elathembayo emva kokuba selizwile ukholo luza ngoku ukuzwa ilizwi lika emva kokuba selizwile ilizwi leqiniso kuyini iqiniso ilizwi likaNkulunkulu kunjalo na
John 17:17
lina eliloba phansi imibhalo uJesu wathi bangcwelise baba ngeqiniso ilizwi lakho liqiniso emva selizwile iqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu kwakulusindiso luphi ayezama ukubatshela lokhu bemiselwe ngaphambi kokusekelwa komhlaba kunjalo na kukho ukubekwa kwamadodana bemiselwe ngaphambili empilweni elaphakade manje emva kokuba usubuye empilweni elaphakade emva kokuba ususindisiwe wangceliswa wagcwaliswa ngomoya ongcwele lingamadodana manje uNkulunkulu efuna ukukubeka esikhundleni ukuze kuthi usebenzele umbuso wakhe lenkazimulo yakhe yilo ivangeli kusiba kuqala zwana ilizwi phenduka futhi ubhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono ukhupha zonke izono zakho ubiza ibizo lenkosi uJesu Kristu okwelizwe lesithembiso isithembiso sisemuntwini wonke oyisihambi lo osendleleni yakho nxa usuke endlini yakho kulobo busuku uyisoni usithi ngizakuya eBranham Tabernacle uNkulunkulu uyakupha ithuba lobo busuku kulento eyodwa ekhona ephakathi kwakho lelizwe lesithembiso liyini ilizwe lesithembiso umoya ongcwele okwakuphakathi kukaJoshua lelizwe lesithembiso kwakuyiJodani yikho kanye uMose engumfanekiso kaKristu wakhokhela abantwana elizweni lesithembiso manje-ke uMose kangenisanga abantwana elizweni lesithembiso uJoshua wangenisa abantu phakathi futhi wagabanisa ilizwe uJesu wabhadala inhlawulo wabakhokhelela kumoya ongcwele uNkulunkulu wathumela umoya ongcwele phansi futhi wabeka ngokwesikhundla ibandla ohlelweni umuntu ngamunye emgcwalisa ngobukho bobuntu bakhe liyakubona engutshoyo konke kukuKristu uJesu ukuthi uNkulunkulu wakumisela ngaphambili kanjani lokhu ekubizeni kwaleli vangeli uPawulu kwabaseGalatiya 1:8 wathi uba ingilosi isiza ichumayele olunye ulutho mayibe ngeqalekisiweyo iqiniso ivangeli manje lalelisani lapho siqhubeka ukubala siqedisa indima
the gospel of your salvation in whom also listen closely after that ye believed
ivangeli lensindiso yenu kuye lani lalelisani emva kokuba selikholile labekwa uphawu ngomoya ongcwele wesithembiso ensukwini zokucina ibhayibhile lathi manje khangelani ensukwini zokucina kuza kuba la maqembu amabili abantu elinye lawo liza kuba lophawu lukaNkulunkulu elinye lalo uphawu lwesilo kunjalo na bangaki abakwaziyo lokho Aw uba uPaul kaNkuluNkulu kuluPaul uba uPaul kaNkuluNkulu kungumoya ongcwele khona ke kungela moya ongcwele kuluPaul wesilo futhi iBhayibheli lathi imimoya emibili izabe iseduze duze ukuthi iza kukhohlisa bona abakhethiweyo uqobo uba kungenzeka akusoze kwenzeke ngoba bakhethelwa empilweni elaphakade bona ukuhamba kwebandla njengokwazi nje ukuthi kulentombi ezilithumi ezaphumayo ukuyahlangana lenkosi bonke bengcwelisiwe bonke bengcwele omunye lamunye wabo engcwelisiwe ezinhlanu zaziliba futhi zayekela izibane zazo zacitsha ezinhlanu zazilamafutha ezibaneni zazo futhi khangelani umyeni uyeza futhi ezinhlanu ezazilamafutha ezibaneni zazo zangena ekudleni komshado futhi abanye bachiwa phandle lapho ababe khala khona lokulila lokugedla amazinyo lungiselelani ngoba alikwazi ukuthi ngumzuzu bani inkosi ebuya ngawo ngoba amafutha amelani eBhayibhelini umoya ongcwele manje kini lamuhla lina bazalwane be-Seventh Day Adventist elathi ilanga lesikhombisa uPaul kaNkuluNkulu vezani umbhalo owodwa ukukusekela lokho iBhayibheli lathi uPaul kaNkuluNkulu ngumoya ongcwele khangelani lokho khangelani indima ka-13 kathesi emva kokuba selikholiwe labekwa uPaul ngomoya ongcwele wesithembiso kulani kwabase-Efeso 4:30 ngiyakholwa yikho bona uba singatholi u-4:30 sibone nxa lokhu kungayisikho okufanayo abase-Efeso isahluko 4 lendima 30 yebo nanku kulapha 4:30 futhi lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkuluNkulu elibekwe uPaul kuze kube lusuku lokuhlengwa kuze kube nini lapho wena ngokuqotho ngokuqotho usemkela umoya ongcwele uzahlala kuwe okwesikhathi esinganani kuze kube imvuselelo elandelayo kuze kuthi ugogo axabane lawe kuze kuthi ubhasi wakho akupopotele kuze kube lusuku lwakho lokuhlengwa haleluya emva kokuba usufile emva kokuba usudlulile elizweni lelo lapho umi khona labathandekayo bakho ulokho ugcwaliswe ngomoya ongcwele umbhalo unjengalokho oyikho khona kathesi kuphela ule usungene komunye umzimba utshintshe izindlu kuphela le isigugile ungeke ubethelele intungo kuwo futhi intungo zibolile kunjalo ngakho uyachiya into endala futhi uyekele ibone futhi ungene kwentsha kunjalo na ngoba uba leli dokodo lasemhlabeni lidilizwa silelinye esililindeleyo liyakhumbula ngolunye usuku sisedlula kulokho lapho usane oluncinyane lubunjwa esiswini sikamama futhi le misipha emincane ikhabakhaba futhi iseqa futhi iqubeka kodwa lapho nje masinyane umama ebeletha usane futhi losane luwela phansi into yokuqala kulumzimba kamoya ukubamba lo mzimba wemvelo omncinyane mhlawumbe udokotela akunike i njengalokho kumbe enye into yokunyikinyi futhi wa futhi masinyane nje ebeleni likamama kuza kuya kuhambisa ikhanda lakho phezulu laphansi ebeleni likamama ukwenza leyo mithambo yocako ilethe ucako ithole elincinyane khona likhithika kunina liyasukuma emadolweni alo amancinyane emva kwemizuzu emilithwane kuyini eliza kwenza liyabhoda ngemva libambe lo mama futhi liqalise ukudutshuza ikhanda lalo phezulu laphansi njengalokhu futhi lithole ucago lwalo haleluya yeyibona umzana lapho lumzimba wemvelo ungena kuyo kulo mzimba kamoya okulindeleyo futhi lapho lumzimba wemvelo uwela phansi haleluya kulomunye olindeleyo phesheya siyasuka komunye nje sisiya komunye siyatshintsha indawo zethu zokuhlala lokhu okufayo kumele kugqoke okungafiyo lokhu okukamoya lokhu ukubola kugqoke okungaboli lo omdala ojwabheneyo odonsekileyo umzimba osugogobele kodwa awutshintshi ukubonakala kwawo lakancane ngitsho ukuthi nxa ufika phesheya uza kube ulokhu ulomoya ofanayo mangilinike enye into encinyane ezwakala iphica kini kodwa liBhayibheli manje-ke ngizalinika eyodwa eza kulithukulela khona khangelani lokho lapho uSawuli omdala inkosi omdala umthumayeli omkhulu wenhlanganiso yesonto phansi lapho ngaleso sikhathi liyakwazi owaye lekhanda lamahlombe angaphezu kwabo bonke futhi esesaba babengazi lutho ngokukamoya uDavida kwakumele abule futhi akhulule iwundlu emlonyeni wesilwane wabulala uGoliyati khangeleni Waba khatshana kakhulu loNkulunkulu wayesezonda umthumayeli ongumgiqiki ongcwele futhi kulokuthi ame kanye laye ukuzama ukumncedisa wamhlamukela nxa lokho kungayisiwo umfanekiso wona kanye umfanekiso wamhlamukela bangaki ababe lapha ngize ngihambe kuhambo lwami lokuqala futhi ngathumayela uDavida ebulala uGoliyati lapho ngisuka abaningi abanye abalutshwane abesikhathi sakudala ngilungisela ukusuka njalo kulokho khumbulani ukuthini bonani lokho okwabuyayo ngesonto edluleyo sokusiya kwesinye isigaba umkhankaso kaDavida wesibili isigaba sesibili senkonzo yakhe lokho yikho kanye ukuba khona ke waba yinkosi phezu kuka-Israyeli Nanzelela inkonzo kathesi isisiya esigabeni esikhulu iphuma indenkulu ngakho wenza njalo uDavida ngiyananzelela lokho lapho esisi uDavida o lapho uNkulunkulu elo Davida phandle lapho futhi ebulala isilwane nanzelelani futhi ebulala ibhere khona ke wabulala umFilistiya Manje kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu wapha umoya omubi phezulu kwalumfana umdala futhi owe ukwenzani ukuzonda uDavida futhi ngiyakholwa manje amathepulawo manje lalelani bazalwane lina elisemathepini lawo nxa lingavumelani lami lingixolele bona ngiyalithanda ngiza kuhlangana lani ngaphesheya kungenani bona ngoba uba ungumuntu kaNkulunkulu ngiza kuhlangana lawe kungenani Kodwa ngifuna ukutsho lokho nansi isizathu ngenxa yokuthi nje uSawuli wabona ukuthi uDavida wayelenye into leyo ayengelayo khona ke kwenzakalani umncinyane omdala obomvu ogobileyo iBhayibhelathi wayebomvu lo kwakungayisuye umntwana owayemuhle obomvu ongumfo nje omdala ongathi ugobile futhi waphuma phandle lapho futhi uSawuli ngani wagqoka izambane zokulwa zikaSawuli futhi ngikhumbulela ihawu lalifika enyaweni zakhe futhi wathi ngikhumuleni izinto lezi ngile mhlawumbe wamnika idegree lobudokotela iPhD kumbe LLD kumbe enye into liyazi ukuthi watsho kanjani ukuthi angazi lutho ngezinto lezi ngoba angizilinganga mangibe lalokhu lokhu engikwaziyo engikwenzayo ngakho yebo nomzana wathatha isavutha futhi benza uDavida ahlanye ngoba amadodakazi amabandla ayehlabela uSawuli angabe wabulala izinkulungwane zakhe kodwa uDavida wabulala amachumi ezinkulungwane zakhe khona ke waba lomuntu yiyo lento yalelo bizo likaJesu endala akula lutho kukho kunjalo futhi kuyini uNkulunkulu akwenzayo kuyo uNkulunkulu wathumela umoya omubi phezu kwakhe ukuzonda uDavida futhi wazonda uDavida kungenasizathu uDavida wayengabe wachila intamo yakhe kambalo wayengakwenza kodwa wakuthiya nje kwedlula kazange ngitsho akhulume lutho impela wayengabe wakwenza wasondela futhi waquma umsila webhatshi lakhe ngobunye ubusuku waphenduka wathi khangelani lapho uyabona yebona umzana wayengabe wakwenza kodwa nje wamchiya enjalo Wayengabe wadazula ibandla lakhe futhi wabahlakaza futhi waqala inhlanganiso yakhe nxa wayefuna kodwa akazange akwenze wayekela nje uSawuli wazihambela yekela uNkulunkulu alwe yebona umzana ngakho lapho ephuma esiya phandle futhi lo mkhankaso wasuphela futhi waqhubeka umoya lo omubi wenza ukuba uSawuli angatholi impendulo evela kuNkulunkulu ngemva kwesikhatshana yena umoya wenkosi wawusukile kuye futhi uSamuel omdala lo ababe lahlile lo owayeyilizwi likaNkulunkulu eliqotho kubo lo owakhuluma kibo bengakafuni ukwenza njengomhlaba ibandla lifuna kanjani ukwenza njengomhlaba kungani amapentecost ababhaphathizweni amamethodist abalesehlakalo sikamoya ongcwele lamabaptist lamapresbyterian lifuna ukwenza njengomhlaba kungani bekwenza angikwazi angikuzwisisi nje uthi awu kumnandi ukudlala amakhasi okokuzikholisela nje kancinyane okomdlalo okuncane kokuphosela ipheni nje loba yini elikubiza khona kuyisono akumelanga libe lazo izinto lezo endlini yenu ngani akulimazi ukuthatha elincane ingilasi lotshwala sithethe nje amalutshwane mina lomkami silamalutshwane emini futhi into yokuqala liyazi abantwana benu balamalutshwane sibili kuyikho futhi lina bafazi udevil wenze nje i yikho lokho akwenzayo ekuqaliseni futhi ngeqiniso ulihlosile lini bodadewethu uyakwenza lokhu nje uku ngoba uyakwazi lokho angakwenza engakhohlisa umfazi kankulungwane ngokuphangisa kule ndoda ngiyazi lokho kulimaza imizwa yenu kodwa lelo liqiniso yikho kanye yikho lokho akwenzayo esivandeni sase-Edeni engayenza manje wayethembekile wayephelele kodwa wakhohliswa u-Adamu kakhohliswanga ibhayibheli lacho akazange akhohliswe kodwa umfazi wakhohliswa ngakho angamkhohlisa owesifazane futhi kunjalo abafundisi bayaphuma futhi bagcobe abafundisi besifazane babafake ebandleni kanjalo futhi libhayibheli liyakulahla kusukela kuGenesis kusiya kusambulo uthi awu kulungile kulungile bale bangathumayela nje okufanayo lalokho ngiyakwazi ukuthi kunjalo njengomunye waqala ukukhuluma ngendimi ngesinye isikhathi ngaqhubeka nje ngithumayela futhi lapho sengiphume phandle umfazi wathi endodaneni yami wathi ngilombiko engifuna ukuwunikeza kusasa ebusuku wathi lapho ubaba wakho esiza kuplatform wathi awu nkosikazi utsho ukuthini futhi ngalobo busuku lapho sokulungiselele lapho ngilungiselela ukubizela elathini walungisa inwele zakhe zonke futhi wakhweza amasokisi akhe lakho konke walungiselela weqela phezulu phakathi laphakathi kwesibuya futhi waqala ukweqa phezulu laphansi wakhuluma ngendimi futhi waprofetha ngaqhubeka nje ngithumayela ngenza ubizo lwelathi lapho angikuhloniphi ngitsho la kancinyane kwakungalunganga ngakho-ke awu ibhayibheli latsho ukuba kungabi njalo lathi umoya wabaprofethi uyazehlisa kumprofethi unkulunkulu use unkulunkulu uyakhuluma kuplatifomu umvumeleni akhulume upawulo wathi uba enye into ingambulwa komunye makazithulele kuze kuthi olandelayo aqede kunjalo manje khona-ke lapho ngiphuma phandle abantu laba bathi icubu elikhulu labantu lathi udabukise umoya ongcwele lobo busuku ngathi ngokwenzani kuyini engikwenzileyo bathi awu lapho udade lo aze anikeze lowo mbiko haleluya wathi lokhu ngani ngathi bengitshumayele ubengaphandle kohlelo o bathi lokho bekukutsha kuvela khona esihlalweni lokho bekukutsha kulalokho okade ukuthumayela aha manje lokho kutshengisa nje kutshengisa kumbe lokho futhi ngiyakutsho ngenhlonipho yenu kumbe ubuhlanya kumbe ukungahloniphi kumbe ukungazi kwemfundiso engazi lutho ngonkulunkulu ukwedlula umvundla usazi ngezicathulo zeqwa manje lokho angikhulumi lokho ukuba yinkulumo eyibula ngoba leyi akusiyo ndawo yokusoma kodwa lelo liqiniso lona kanye umuntu ongabakwazi ukuthi unkulunkulu akasuye wesiphithiphithi ungowokuthula ibhayibheli abalazi abakwaziyo ukukwenza yikweqa phezulu laphansi bakhulume ngendimi bathi ngilomoya ongcwele haleluya ngama futhi ngabona e-Afrika inyanga lezinto zikhuluma ngabayinkulungwane ezinhlanu zabo ngasikhathisini beseqa phezulu laphansi igazi ebusweni babo bonke bekhuluma ngendimi futhi banathi igazi okhakhayini lomuntu bebiza udeveli futhi bakhulume ngendimi futhi kukanti ukukhuluma ngezindimi kuyisipho sikankulunkulu kodwa kayisiso isitengiselo esingaphuthiyo sikamoya ongcwele mangilitshele lokho kathesi ngiyakholwa ukuthi bonke abangcwele abaphefumulelweyo bakhuluma ngendimi ngiyakholwa ukuthi umuntu ngesinye isikhathi lapho ungaphefumulelwa kangako ngonkulunkulu uze ukhulume ngendimi ngiyakukholwa lokho kodwa angikholwa ukuthi leso isibonakaliso sokuthi ulomoya ongcwele yebo numzana ngiyakholwa kulezi khathi lapho usiba lokhulu umuntu ongaphuma futhi ubeke izandla emntwaneni omncinyane ele mvukuzane lapho abatshumayeli abangamathumi amahlanu bemkhulekele futhi wayesila ngoba umama lo ulokholo ngomntwana unkulunkulu uluphile kuye ulilunga lomzimba kaKristu yebo numzana ngiyakukholwa lokho, ngakubona lokho kusenziwa futhi ngiyakwazi ukuthi kuliqiniso. Kodwa lokho okuyikho ngikubeka ibandla ehlelweni, ngifakwe ehlelweni ukuze sisebenze. Manje asiqediseni eseleyo indima leyi lapho singakahambi. Emva kwalokho selemkele labekwa uphawu ngomoya ongcwele wesithembiso.
What is the seal?
Upau. Luyini upau? Luyini upau? Upau luyikuthi into yokuqala lutshengisa ukuthi umsebenzi osuqediwe, umsebenzi oqediweyo. Into elandelayo okukutshengisayo yibuningi, futhi into elandelayo ekutshengisayo yikulondeka, ukukugcina. Sithi ngomzekeliso, ngangivame ukusebenzela iPennsylvania Railroad, ngangivame ukusebenza lobaba wami esipolweni sesitimela, sasipakisha amatulokisi. Futhi sasifaka phakathi lapha kulinkampani yokupakisha, sasifaka amakani amagaba, futhi sasifaka amanye phezulu lapha, futhi amanye phansi lapha, futhi amanye phezulu ngalindlela. Kodwa lelo tolokisi lingakafakwa uphawu, umhloli wayefika lapho futhi wayefuqela kiyo asunduze le anyikinye leya. Ngiyayisola, kuza hlephuka konke kube yizicucu kungakafiki lapho. Ngiyakusola, kukhupheni, qalisani kakutsha. Umhloli walisola itolokisi. Umoya ongcwele ungumhloli uyakunyikinya kancinyane futhi ubusukhehleza. Uyalikholwa lonke ilizwi likaNkulunkulu? Angikholwa lento yebizo likaJesu endala. Uyakusola, uyakhehleza bona. Angikholwa ekusiliseni kukaNkulunkulu, kumbe akulanto enjalo. Lokho ukukhehleza kuphelani phandle. Uyakholwa na ukuthi uJesu Kristu ungufana izolo? Awu, ngeyinye indlela uyakhehleza. Kukhahlelele phandle bona, akukalungiseleli. Yebo Nomzana, mfowethu lapho sokulungele ukuthi kuthi amen, siwamukela umoya ongcwele na? Amen. Ngabe yonke into isiqediwe na? Amen. Khona ke kuyini umhloli akwenzayo? Yonke into iyipakishwe phakathi, kuhle futhi ibambile, igcwele ivangeli. Oh, lonke ilizwi likaNkulunkulu lihle, yonke into iphelele. Ngiyakholwa lonke ilizwi. Amen, amen, amen. Uyakukholwa ukuthi uNkulunkulu ulokhu esaselisa? Amen. Uyakukholwa ukuthi uJesu ngofana izolo lanini nini? Amen. Uyakholwa ukuthi umoya ongcwele lokhu eqotho njengalokho owa uyikho? Amen. Uyakholwa umoya ofana owawela kuPaul uwela phezu kwethu? Amen. Uyakholwa ukuthi wenza izinto ezifanayo phezu kwethu njengalokho ayekwenza kubo? Amen. Oh, sekubophana kathesi, boni. Sekubophana kathesi, sesilungiselele ukuvala isivalo. Kulungile. Kona-ke umhloli uyavala isivalo. Kuyini akwenzayo? Uyafaka uphawu kuso. Kona-ke uyafika phansi lapha futhi abambe lezi impintshisi ezincinyane zento, afikele phezulu lapho entweni leyi encinyane futhi ayiphawule. Ungaqali ukuluqamula. Nxa bona lelo tolokisi lapho eliyakhona kuseBoston alungeke luqanyuke, kuzabe kulicala elikuhambisa entolongweni ukuqamula lolo phawu luze lufike eBoston. Futhi umuntu olegunya engavula uphawu lolo futhi yena kuphela kunjalo. Ngolwenkampani ethize ngesipolo luphawu lwabo, yisiqiniseko sabo ukuthi leli tolokisi lipakishiwe, leli tolokisi selilungele. Ngelabo abangeke bafake iB&O kuPennsylvania, kumele uphawulwe futhi lapho seliphawuliwe. Futhi lapho umKristu egcwaliswe ngevangeli, gcwaliswe yibuhle bukaNkulunkulu, zonke izinto ezinhle zikaNkulunkulu zikuye ngenhliziyo evulekileyo, elungele ukusebenza, ethanda ukubekwa esikhundleni, enze loba yini umoya ongcwele amtshela khona ukuthi akwenze. Osedlule ekufeni waya ekuphileni, engcwelisiwe ezintweni zonke zomhlaba, ehamba ekukhanyeni lapho ukukhanya kusiza kuye, eqhubeka uselungele. Khona-ke uNkulunkulu abesevala isivalo somhlaba emuva kwakhe futhi asikhabe ndawonye njengalokhu, futhi amphawule ngomoya ongcwele wesithembiso. Haleluya! Kuze kube nini, kuze kufike lapho aya khona. Lingamsusi lapha esipolweni futhi liqamule, kuvuleke futhi libone nxa into yonke ilungile. Futhi kulungile, kuthiye kugodwa nje umhloli useqedile ukuhlola. uphawulwe okwesikhathi esinganani kuze kube lusuku lwakho lokuhlengwa ubekwe uphawu kuze kube isikhathi ophawulwe ngaso awu lapho usifa khona-ke mfowethu Branham pho emva usufile uthe uyabe ulokhu ulalo kuze kube nini impilo iqalisela ngaphi elathini khona lapho uyabona ithunzi elincinyane yilo ithunzi uphawu lukamoya ongcwele khona-ke lithunzi lamathunzi njengoba ngatsho ngolunye usuku kodwa lapho usifa uyaqhubeka udlula emathunzini lawo uze ufike kokubulunama usuka kokubulunama uye emthonjeni othontayo usuka emthonjeni uye esifudlaneni usuka esifudlaneni uya emfuleni usuka emfuleni uya olwandle bona kothando lukankulunkulu ungumuntu ofanayo nje khangelani lapha usawulu omdala umhlehleli muva omdala wayengasafinyeleli kunkulunkulu kukanti wayengalahlekanga impeli wayengalahlekanga wayengumprofethi kodwa waphuma phandle nje kukankulunkulu yiso isizathu bazalwane ngathi alilahlekanga ngakho-ke khumbulani waphuma entandweni kankulunkulu nje ngakho-ke into yokuqala uyazi wayengeke avume manje mhlawumbe bekungamelanga ngikhulume lokho kulungile ngiyaqhubeka ngisiya phambili ngebandla elijabulayo lobu busuku ngakho-ke liyazi futhi lento yokuqala liyazi omina bo khona-ke waya ku-Urim Tumimi liyazi ukuthi i-Urim leTumimi yayiyini ingubo yesifuba i-efodi leyo u-Aron ayegqoka futhi yayihlezi izikhathi zonke uNkulunkulu uhlezi enguNkulunkulu kamoya ephendula ngendlela zikamoya futhi lapho umprofethi eprofetha futhi khona ukukhanya okuyimfihlakalo kungazange kusabalale kuleyo Urim Tumimi wayephambanisekile lapho umphuphi ekhuluma iphupho futhi kungabanekanga kuleyo Urim Tumimi angilandaba ukuthi kuzwakala kuhle okunganani kwakungayisikho kunjalo futhi angilandaba nje khona ukuthi ulama-degree obudokotela amangaki futhi lokuthi inhlanganiso yakho inkulu okunganani lapho uprofetha kumbe uthumayela kungahambelani lelizwi leli uphambukile mfowethu wena le yi-Urim Tumim kaNkulunkulu lapho usithi wawungamiselwanga ngaphambi kokusekelwa komhlaba ayisoze ibaneke ngoba ibhayibhilithi wawunjalo lapho usithi kumele ubhabhathizwe ebizweni likababa ndodana moya ongcwele akubaneki ngoba akula muntu ebhayibhilini owabhabhathizwa ngaleyo ndlela kuphela ebizweni lenkosi Jesu akusoze kubaneke ngakho kulento engalunganga kwenye indawo ngakho i-Urim Tumim yayingeke iphendule uSawuli omdala futhi wayengenelisi ukuba lephupho wayesehambe khatshana kakhulu okokuthi wayengasayenelisi ukuba lephupho ngakho liyakwazi lokho akwenzayo wehla phansi kumthakathi futhi lumthakathi omdala udeveli omdala ongudokotela phansi lapho inyanga futhi wathi ungabhula na wathi yebo kodwa uSawuli wathi uzabulala umuntu wonke obhulayo wathi ngiza kuvikela egqoke njengomuntu wenyawo wathi ngibhulele futhi ungilethele kuvela elizweni labafileyo labo asebedlulayo ngaphesheya lapha manje lalelani kulokho ngilethela umoya kaSamuyeli umprofeti futhi wangena ukuyabhula futhi lapho esekwenzile wawa ngobuso bakhe wathi ngibona onkulunkulu besenyuka bona wayengumyedeni onkulunkulu ababili kumbe abathathu babo njengobaba ndodana moya ongcwele kumbe enye into enjengalokho liyakwazi wathi ngibona onkulunkulu besenyuka wathi ngicasise ukhangele kanjani kuyini akhangeleka enjengakho wathi ucakile futhi ule jazi emahlombe akhe wayengatshintshanga lakancane wathi usamuyeli umlethe egamelweni leli umlethe lapha phambi kwami futhi khangelani lapho usamuyeli esebuye phambi kukasawuli wathi kungani ungibizile njengoba usube yisitha kuNkulunkulu futhi khangela wayengasi Samuyeli kuphela wayelokhu elondoloze umoya wesiprofeto uthi akusikho akube loba ngubani othi akusikho kuliqiniso wayelokho engumprofeti ngoba wathi waprofeta futhi wathi impi iza kumelana lawe kusasa futhi wena la madodana akho lizakuwa empini kusasa futhi ngalesi sikhathi kusasa ebusuku uza kube ulami kunjalo na wayelokhu engumprofeti manje wena uthi oh kodwa lokho kwakungumthakathi owenza lokho kulungile ngizalitshela oyedwa owayengayisuke umthakathi uJesu wathatha uPetro uJakobe loJohane futhi baya phezulu entabeni yokuguqulwa ngesinye isikhathi futhi babemile phezulu kwesiqongo sentaba futhi uJesu uNkulunkulu wayebeka indodana yakhe njengoba ngizama lokho ngaba lobunye ubusuku ukubeka indodana futhi lapho bekwenza bakhangela lapho futhi bathola ukuthi lapho kwakumi uMose loElijah babekhuluma bekhulumisana kungayisiyo amafleg amhlophe amancane ayehamba emoyeni kumbe amayezi amhlophe amancinyane bengitsho ehamba emoyeni kodwa babengamadoda ekhuluma uMose wayengcwatshiwe ethuneni elingelaphawu okweminyaka engamakhulu ayisificamunwembili futhi u-Elijah wayehambe ekhaya ngenqola iminyaka engamakhulu amahlanu futhi nampa bonke bobabili belapho belokhu bephila njengaba beyikho bephila bemile lapho bekhuluma laye engakayi eCalvary haleluya ubekwe uphawu ukuze kube lusuku lokuhlengwa kwethu ngizaphangisa futhi ke sizavala ngoba isikhathi sesihambile futhi siza khulekela abagulayo phose imizuzu eminye emihlanu indima 14 bala mangibale AS 13 ithole isendlalelo kuye lo tela methembayo emva kokuba selizwile ilizwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu manje khumbulani lusindiso bani ababelalo laba babe ngamaKristu aseEfeso bona manje khangelani linanzelele abaseKorinte wayehlezi izikhathi zonke ebatshela lapho ngibuya phakathi kwenu omunye ulendimi omunye ulendimi omunye ulehubo omunye ulesiprofeto omunye ule bona wayengeke abafundise lutho ngoba babehlezi befisa lokho kumbe okunye laba bantu babelento efanayo kodwa babelakho kuhleliwe kazange afundise abaseKorinto into enjengaleyi wayengeke ibandla lalingekho ekuhlelweni ukukufundisa manje wayengaba fundisa abantu laba into eqotho lokho ukusindiswa kwenu elakholwa kuye emva selikholiwe labekwa uphawu ngomoya ongcwele wesithembiso oyisibambiso oh manginga wedluli lokho oyisibambiso selifa lethu kuze ukuhlengwa kwelifa elahlawulelwayo ekudunyisweni kwenkazimulo yakhe uyini umoya ongcwele manje khona ke ngizabala konke okuseleyo ngokuphangisa nxa lingangibekezelela kangako sasingaphi ngobunye ubusuku mfowethu Mike lapho ababe thabile bonke oh yonke into kwakuyikuthula kwakuluthando olupheleleyo manje sonke isikhathi libuya ngalindlela liyehla kancinyane uyawa sonke isikhathi othatha khona inyathelo uyasondela ama-inch eduzane lapho kufika phansi emhlabeni ulethunzi lethunzi lethunzi lamathunzi manje yiwo umoya ongcwele olawo kuwo lolo luthando kodwa uwomela olunye ulutho akungeke kuthi abantu abangabadala abantu abadala ngingathanda kanjani ukubuyela emuva futhi ngibe 15 futhi machumi mabili ngingapha loba yini kungangisiza ngani ngingaba le15 futhi kanjalo ngife lobo busuku akuqinisekanga aluba wa15 lobo busuku ubuza kwazi kanjani loba umama uyabe ephila ngesikhathi ufika ngekhaya kumbe hatch ukwazi njani ukuthi uzafika ngekhaya ukwazi njani ukuthi uzabe uphila kusasa nxa uleminyaka eli12 ubudala impila kahle epheleleyo ungabulawa engozini uwe ufe loba yini engenzakala kuwe akuqinisekanga bona akula lutho lapha oluqinisekileyo kodwa uyakulangazelela lokho kuyini kuyilokho phezulu laphaya okukwenza ukulangazelela manje uyangena kulokho khona-ke ulempilo elaphakathi manje kuyini okwenzakalayo kuyisibambiso kuyini imali yesibambiso phezu kwaloba yini nxa ngingabuya kuwe ukuzothenga imota ngiyathi imalini leyo mota uthi imota leyo mfowethu Branham ikubizela amadola azinkulungwane ezintathu siyini isibambiso awu ngizakwenza uyithathe ngamadola angamakhulu amahlanu kulungile nanti ikhulu lamadola amahlanu ngizaletha okuseleyo kwakho kuwe ngesinye isikhathi ngokuphangisa engingakwenza wena bamba imoto ngiyakunika amadola angamakhulu amahlanu yiso isibambiso kunjalo na manje bamba lokho isibambiso yideposit emva kokuba selibekwe uphawu ngomoya wesithembiso umoya wesithembiso emva kokuba selibekwe uphawu lokho okuyi kuyini luyini uphawu lwesithembiso isithembiso sikamoya ongcwele oyisibambiso selifa lethu kuze kube yikuhlengwa kokungokwakhe kuyini yideposit futhi mfowethu bathumayeli nxa leyi kuyideposit kuza kuba njani lapho sonke sifika lapho kuza kuba njani nxa lokho kuyi nxa lokho esikukholisayo kathesi futhi sithokoze sibili kuze kuthi ngibone amadoda aleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye besiza ngabona umtshumayeli omdala owaphakamayo ngobunye ubusuku waphuma wathi njengalokhu ephuma kuplatifomu futhi ngathi leyo ndoda endala iyakutshumayela na wathi awu mayibusiswe inkosi umfo omdala onsuku egqoke ibhaji elide elidala labatshumayeli ngathi kungani bengavumelanga abanye abatshumayeli abatsha batshumayeli leyo ndoda endala angatshumayela kanjani wathi awu wathi bazalwane wathi lamuhla bengisizwa abafowethu betshumayela usuku lonke wathi mayelana ngalokho uJesu akwenzayo emhlabeni ngiza kukhuluma lokho akwenzayo ezulwini wathi ngizathatha isifundo sami lobu busuku kusukela kuJobe 7:27 wathi lapho kusasemuva khonale umhlaba ungakasekelwa wathi lapho aze athi inkanyezi zokusa zahlabelela ndawonye futhi amadodana kaNkulunkulu amemeza ngentokozo waqala kanjalo wathi ngiyakwazi lokhu lapho kwenzakala olunye ulutho lwenzakala emuva lawo wathi liyazi futhi waqala ukuletha lokhu okwathatha indawo ezulwini wakuletha kumcilo wamakhosikazi oleleyo ekubuyeni kwesibili ngaleso sikhathi umoya ongcwele wamthatha manje benze okokumkhokhelela phandle umfo omdala futhi wayesephose abe le minyaka engamajumi ayisificamunwemunye lanhlanu ubudala unjengalokhu nje egogobele phansi futhi le ndingilizi yenwele ezincane nje liyazi njengalokho waphuma phandle lapho futhi waqala ukuthumayela wathi uphi haleluya dumo waqala ukweqa phansi laphezulu njengalokho wathi o ngalila ndawo eneleyo lapha kimi ukuthi ngithumayele futhi wasuka phansi esibuyeni njengalokho ngamandla ayewenelisa futhi nje leso isibambiso o kuyini umoya ongcwele okwenzayo o nansi indawo enhle mangibale indima 1 yesahluko esilandelayo ngingabala na kulungile na wothini amen kulungile indima 1 yesahluko 2 ngokuphangisa lalelani lina elali lina futhi lina uliphilise elalimunye elalifile ezimpambekweni lasezonweni lina uliphilisile kutsho ukuthi ukuthi uliphilisile lenziwe saphila usuphose waphela nje kodwa wakuphilisa ngemali yesibambiso kuza kuba yini lapho lapho uthola yonke inzuzo isibhatelwe o akumangalisi uPaulo wahluthunelwa ezulwini lesithathu wathi ilihlo kalikaboni indlebe ayikezwa futhi akukangeni phakathi ukungena enhlizweni yomuntu lokho uNkulunkulu alakho kibo okubekelwe labo abamthandayo lokho kuza kuba yini ukhuluma ngentokozo engakhulumekiyo futhi egcwele inkazimulo lina elalifile esonweni lasezimpambekweni uliphilisile ndawonye ngethunzi lethunzi lamathunzi kuza kuba yini lapho usiza ethunzini lamathunzi ungena ethunzini ithunzi khona-ke esifudlaneni isifudlana emfuleni umfula olwandle olukhulu futhi kuzabe kuyini lapho usukudele ekuhlengweni ulo mzimba omutsha usuphendukile njalo ukuba yindoda entsha njalo kumbe umfazi omutsha awusoze ufe njalo futhi uyakhangela phansi emhlabeni futhi ucabange ngingakholisa amagilebusi lamanzi amahle aqandayo kodwa uyazi angikudingi lapho kodwa ngolunye usuku uJesu uyeza futhi lumzimba wengilosi lumzimba weTheophane engiphila ku awusoze uze ngesibeletho somfazi njalo futhi awusoze uze ngesifiso socansi njalo futhi kodwa ngenxa yokuthi wazalwa kungasi sifiso socansi ngizavuswa ngingelawo futhi uzakhuluma ngolunye usuku futhi abafileyo kuKristu bazavuka futhi lowo mzimba engake ngaphila ku uzavuka ube ngumzimba okhazimulisiweyo futhi ngizahamba futhi ngizakhuluma futhi ngizaphila futhi ngizakholisa haleluya ngizaphila ezikhathini ezilapha kade ezizayo ngoJesu Kristu inkosi yethu nanko ke mfowethu lelo livangeli ngakho ke mina futhi uPaul uyakhuluma kaTheslok ayikho ngizabala okunye kwalokho futhi ke sikhulekele abagulayo kuze kube yilifa lesi yisibambiso kuze kube yilifa kube sekudunyisweni kwenkazimulo yakhe ngalokho ke mina futhi emva sengizwile ngokhololweni ngezwe ukuthi lakholwa izinto lezi ngezwe ukuthi lakholwa sibili ekumiselweni ngaphambili impilo elaphakade losindiso lokunjalo enkosini uJesu luthando kubo bonke abangcwele angimi ukubonga kini lina ngilibika emkhulekweni yami ukuthi uNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu ubaba wenkazimulo aliphe umoya wokuhla kanipha lesambulo ulwazi ngaye uyaqhubeka nje ezambula ngokwakhe izikhathi zonke likhula emuseni lisiya emuseni emandleni kusiya emandleni enkazimulweni kusiya enkazimulweni hatshi ukuwela emuva futhi kodwa enkazimulweni kusiya enkazimulweni liqhubeka lisiya ngizaqhubeka ngilithandazela ilihlo amehlo okuzwisisa kwenu uyazi eBhayibhelini lathi uyisiphofu futhi ungakwazi kodwa lapha uPaulo wathi ngizakhuleka ukuthi amehlo enu okuzwisisa uzwisisa ngenhliziyo yakho yikho lokho akhuluma ngakho ukhangela ngelihlo lakho kodwa ubona ngenhliziyo yakho liyakwazi lokho kulungile ukuthi uNkulunkulu wenkazimulo kasiboneni indima 18 amehlo okuzwisisa kwenu ekhanyisiwe ukuze libekwazi ukuthi liyini ithemba lokubizwa futhi iyini inotho ye inkazimulo yelifa lakhe kwabangcwele futhi buyini ubukhulu obedlulisileyo bamandla akhe kithi thina But amandla kawaseko amandla kawakafiki la kathesi abakholwayo mayelana ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu lina ese lakholwa ekusebenzeni kwamandla akhe amakhulu ngiyakhuleka nje ukuthi uNkulunkulu athulule nje amandla akhe phezukweni bona awenzayo kuKristu lapho emvusa kwabafileyo futhi wamhlalisa esandleni sakhe sokudla endaweni zasezulwini ngaphezu kwemibuso amandla ubukhulu imibuso lokuthi ibizo lonke elibizwayo ngoba hatshi kungaba ngcono ngingakwenzi singathatha onke ubusuku kulokho
Every name that is named not only in this world
Ibizo lonke elibizwayo kungayisikho kuphela kulumhlaba kodwa ukuthi emhlabeni ozayo kuyini ukuthi lonke kuyini ibizo lonke Ibizo lonke lomuntu wonke lizathwala ibizo lani izulu lonke libizwa ngokuthi Jesu ibandla lonke libizwa ngokuthi Jesu into yonke ibizwa Jesu ngoba libizo kuphela uNkulunkulu ake wabalalo Ubizwa ngokuthi Jehova, Jehova Jireh, umhlatshelo onikezwe inkosi, Jehova Rapha, inkosi ekusilisayo, Jehova isivikelo senkosi, Manase, lo Jehova oJehova abehlukeneyo. Ubizwa ngokuthi inkanyezi yokusa, ubizwa ngokuthi ubaba, ubizwa ngokuthi indodana, ubizwa ngokuthi umoya ongcwele, ubizwa ngokuthi Alpha, ubizwa ngokuthi Omega, ubizwa ngokuthi isiqalo, ubizwa ngokuthi isiphetho, ubizwa ngokuthi ugatsha, ubizwa Ubizo nje ngenhlobo yonke yezihloko kodwa wayelebizo elilodwa. Yikho lokho uMateyu ayekhuluma ngakho. Lapho esithi khambani lina ke futhi lifundise izizwe zonke. Libabhaphathize ebizweni hatshi emabizweni. Ebizweni likaBaba, indodana lomoya ongcwele. Baba kayisilo bizo. ndodana kayisilo bizo moya ongcwele kayisilo bizo isihloko ebizweni kulibizo lezifanekiso ezintathu ezingezika uNkulunkulu oyedwa lalingubani ibizo lakhe ingilosi yathi uzabiza ibizo lakhe ngoba uzakusindisa abantu bakhe esonweni sabo yiso isizathu babhaphathizwa bonke ngaleyo ndlela eBhayibhelini yiyo indlela u-Augustine ongcwele wabhaphathiza inkosi yeNgilandi phose kube phose kube likhulu lamajumi amahlanu iminyaka engamakhulu amabili emva kokufa kukaKristu ebizweni likaJesu Kristu. Kulungile ngaphezulu iziphathamandla amandla ubukhulu imibuso ukuthi ibizo lonke elibizwayo kungayisikho kuphela emhlabeni lo kodwa njalo nakulo ozayo futhi usebeke izinto zonke ngaphansi kwenyawo zakhe futhi usemnikile ukuba yinhloko phezu kwezinto zonke ebandleni lona elingumzimba wakhe. Manje nxa umzimba wami ulamandla phezu kwezinto zonke, manje ke lokho umzimba wami oyikho yilokho engiyikho. Kunjalo na lokho yikho engiyikho. Yikho lokho elingazi ngiyikho. Kunjalo na awu khona ke konke lokho uNkulunkulu ayeyikho kwakuthulula kuJesu ngoba wayeyikugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Kunjalo na futhi konke lokho uJesu ayeyikho wakuthulula ebandleni. Lezi izinto engizenzayo landiza kwenza izinto zonke futhi loba okukhulu kulalokho liza kwenza ngoba ngiyakubaba okungumzimba wakhe ukugcwala kwakhe lo ogcwalisa konke kukho konke o ngikuthanda kanganani lokho ngikuthanda kanganani lokho ngangibala ngolunye usuku ibhuku elalibhalwe mayelana ngohambo ngisiya kuchumayela eAfrika ngangingakazi ngilibala bangaki abake balibala ibhuku umprofeti uvakatshela iAfrika. Phakathi lapho ngangikhangele umfana omncane waseIndia bangaki abawubonayo lowo mfanekiso. Ngezwa umvangeli othile bengikhulekela abagulayo okweminyaka elithumi lanhlanu kumbe edlulayo wathi angikaze ngibone isimangaliso senziwa empilweni yami. Wathi ngabona abantu ababethi batshaywa likhanda bepholi, ngabona abantu ababesithi babulawa yisusu bepholi lokunjalo. Kodwa isimangaliso into eyadalayo futhi yenza enye into. Ngacabanga ukuthi umfana lo wayemele ukuba emile lapho futhi ekubona lokho. Unyawo lomfana lo wesindiya lwalulukhulu nje okungaka. Olunye lwazo, olunye lwalulunyawo olwejwayelekileyo olunjengolomuntu futhi nxa unanzelela insimbi yakhe kwakule sicathulo sakhe esingama inch alithumi lane kumbe ama inch alithumi lanhlanu ubude njengalokhu wayelesi bebhedi sensimbi ngaphansi kwaso isicathulo sakhe sibekwe phezu kwensimbi ezimbili ezinde ezazimile. Weza lapho engangime khona bamletha phezulu lapho wayelezi godo zokuhambisa ezimbili wathatha isicathulo sakhe esensimbi esikhulu futhi wasifuqela phansi njengalokho ngakhangela unyawo lwakhe lwalulukhulu okungaba ngaka. Manje boni labo bantu ngabesi Mohamedi ama Mohamedi like lakhumbula isonto edluleyo lapho ngilibalela lokho amaphepha akubhalayo ngilakho khona lapha ngokwami kusuka eAfrika elithunyelwe kimi ngumissionary wethu obuyayo umfo wethu Striker. Kule ndatshana ngokuthi uBilly Graham wabuyela nyovane kanjani ngakho khona kanye bavumela ama Mohamedi babafuqela phakathi olwandle. Yini indaba amamissionary asesuka enkundleni kusancedani ukuba usahlala futhi sebehlulwe nje. Ngiyamthanda uBilly Graham futhi ngicabanga ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu omangalisayo. Kodwa lokho uBilly Graham ayemele amisane laye ngakho athi mana okumzuzu aluba abanye balaba abazikhukhumezayo amaBaptist babe vumele ukukwenza ngiyakholwa wayengabe wakwenzwa. Kodwa uba wayengabe ethe mana okumzuzu ngingumthumayeli wevangeli liyakholwa kuTestamente elidala futhi wena uthe uJesu wayengasilo lutho kodwa umuntu ngimelana lawe ekuphikisaneni. Angikholwa ekuthatheni imigolombo kadeveli hathi umzane kodwa ngangingabe ngamgolomba futhi ngithi makuthi wena lami sibuye ndawoyi ngingudokotela wezenkolo uBilly Graham ngudokotela wezenkolo mangikugolombe kulokhu futhi mangifakaze kuwe ukuthi uJesu wayengukristu. Manje lapho kusiza ekusiliseni ngoNkulunkulu. Angilazo lezo zipho, kodwa silabafowethu abalazo. Manje nxa ufuna ukubaletha labo bantu phandle lapho, wothi ngibize nje omunye wabo, uOra Roberts kumbe omunye ole nkonzo enkulu leyo engafika lapho sibili. Woza khona ngale futhi ke ubone lokhu okuthatha indawo, uthi isiKristu akusikho lokhu okucabangayo ukuthi siyikho. Manje wonke umuntu uzwa edanisiwe ngoba waphunguhamba nje futhi wamchiya. Ngoba kathesi angikholwa kudevil emelana lawe, sengakhafulela ebusweni bakhe lami njengalokhu futhi ngasuka kuye kunjalo. Kodwa lapho kusiza endaweni lapho ubhili wayengabe wenza lokhu homadi azizwe njengokhula oluncinyane kanjalo, wayengabe wathatha lelo Bhayibheli futhi wathatha u-Isaiah 9:6 futhi wathi ngubani ayekhuluma ngaye, sizalelwe umntwana, siphiwe indodana. Wayengubani umuntu? Ngubani lo ayekhuluma ngaye? Wayengubani umprofeti? Wayengubani umesiya owayeza kuza? Ngitshengise lapho aziveza khona ngokwakhe kuMohamed. Walinyazwa ngenxa yezimpambeko zethu, wacothozwa ngenxa yobubi bethu. Ukujeziswa kokuthula kwethu kuphezu kwakhe, ngemivivinya zakhe sasiliswa. Ngitshengisa khona kuMohamed. Wakhala njani yena? Nkulunkulu wami, ungitshiyelani na? Bagwaze izandla zami lenyawo zami lokunjalo. Ngitshengisa ngelizwi lakho, itestamente lakho. Ngani wayezabe ehlule lo uMohamed kakubi sibili, aze angabe esaba kwazi lapho ayekhona kunjalo. Kodwa lapho iphepha liphenduka, yikho okwazwisa ubuhlungu okwenza inhliziyo yami yeqa. Lapho kusithi lapho loba uBhili wabuyela nyovane futhi wabuyela nyovane, bengatsho njani abesiMohamed ukuthi kwakungayisikho? Wathi lapho umhlonitshwa William Branham eDurban, South Africa, ngesimangaliso phezu kwesimangaliso esingelakuphikiswa, amandla kaNkulunkulu lapho abesiMohamed abazinkulungwane ezilitshumi bawa ngobuso babo ngasikhathi sinye futhi banikela impilo zabo kuJesu Kristu ngempela. Bayakwazi ngakho labo abezisekelo, bayazi ngakho. Ungangitsheli. Ngesinye isikhathi ukhona omunye oweza kuJesu wathi, Rabi, liyakwazi. Wayengumfarisi wathi, siyakwazi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. Siyakwazi khona ngoba akula muntu ongenza izinto ozenzayo ngaphandle uNkulunkulu abelaye. Siyazwisisa. Siyakwazi kodwa singeke sikuvume nje, boni. Ngoba uba singakwenza, awu, siyakuxotshwa ebandleni lethu, boni. Sizalahlekelwa isithunzi sethu. Futhi ke uJesu wathi, waqala ukumtshela ukuthi kumele azalwe kakutsha. Ngalo umfana wesiMohamed lapho emile lapho, nangu umfanekiso wakhe, ikamera yayingeke ithathe amanga. Nangu elapho emile lapho, unyawo olulodwa lulufitshane kangako, phose ama-inchi alitshumi lane. Kulolunye emile kuleso sicathulo sensimbi. Ngathi kuye, ngathi, uyakhuluma isiNgisi? Hathi numzane, wayengakhulumi isiNgisi. Umtolikeli wathi, akakhulumi isiNgisi. Usule sikhathi esinganani uyileyo ndlela? Umtolikeli wambuza, kusukela uzalwa khona ungalu uhambisa unyawo la kancane? Hathi numzane, uyakholwa kuJesu Kristu? Wathi, ngingumuMohamed. Ngathi, ungamemkela yini uJesu Kristu nxa engakusilisa? Ngizamamkela uJesu Kristu njengomsindisi wami nxa engangisilisa. Nxa engasilisa lokho, lolo unyawo lubuye njengolunye. Uzamamkela yena? Ngizamamkela. Awu, Nkulunkulu, kuyini ozakwenza? Le yinto elandelayo, imibuzo yonke iyaphendulwa. Mfowethu Mike, lo yiwo umuzwa. Ngiyama umzuzu nje ukubona ukuthi wayeza kuthini. Ngakhangela ngalapho futhi ngabona umfana ehamba ngalapho njengasamaceleni kwemiduli njengalokho. Ngathi, bangaki abeni abesiMohamed abaza kwamukela? Nangu lapha umfana wesiMohamed, umkhangeleni, umiseni phezulu lapho. Ngathi, lina bodokotela liyafuna ukumkhangela, nangu emile. Oh, uyakwazi lapho uyabe ukhona manje-ke, boni, uyakwazi lapho omi khona. Akula muntu, nangu elapho. Ngathi, hamba ngalindlela ndodana. Futhi bamthatha nangu lapha esiza dalam dalam. Ngathi, lukhangeleka phose ichumi lambili, ama-inchi alichumi lane ubufitshane phose kanjalo. Yebo. Ngathi, kodwa uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, engamenza asile, lingakukholwa nalina bese Mohammed futhi limamukele yena njengomsindisi wenu. Kulezi inkulungwane zezandla lezo ezimnyama ezaphakamayo phezulu njengalokho awu Nkosi manje sokuyisikhathi. Ngathi baba osezulwini, nxa wake waphendula, ngiphendule kathesi. Lokho kungokwenkazimulo yakho, lokho kungokwakho. Ngiyakhuleka ukuthi wenzele umfana asile. Ngamkhulekela nje njengalokho. Ngathi khupha isicathulo sakho. Wangikhangela ngokungazwisisi sibili. Umtolikele, ngithe khupha isicathulo sakho. Wasithukulula ngoba ngase ngibonile lowo mbono, lokho okwakuza kwenzakala. Wakhupha leyo nto lapho ayibisela futhi wahamba esiza kimi inyawo zombili sezilingene njengazo zonke zihamba njengezintsha. Ngathi uyafuna ukuhamba phambili langemuva, waqalisa ukukhala njengalokho ehamba emuva laphambili akazange abekwazi ukuthi enzeni. Ehamba kanjalo wathi oh ala ala. Ngathi Jesu, Jesu, oh Yesu, Yesu, khona ke Yesu, Yesu kanjalo. Ngathi ngabe kukhona imibuzo na, kukhona imibuzo na. Julius Studcliffe, bangaki abamazini. Mfowethu Studcliffe, wake wabuya lapha ebandleni nje, wahamba eGermany. Wathi umzuzu nje mfowethu Branham, umzuzu nje, ukuletha umthathi wamapikitsha ngokuphangisa. Ngingathatha umfanekiso wakhe na, ngathi zincede. Hamba lapha, misa isicathulo sakho lapha, wema kanjalo. Wathatha umfanekiso womfana lapho lenyawo zombili futhi zilingene ziqondile kanjalo ngokufaneleyo. Nanko kumi isicathulo sakhe esidala futhi lensimbi kanjalo kanjalo. Ngathi bangaki abenu lina besi Mohammed kathesi abangalahla uMohammed njengomprofethi futhi likholwe uJesu ukuba yindodana kaNkulunkulu futhi limamukele yena njengomsindisi wenu. Izandla eziyinkulungwane ezilithumi zaya emoyeni. Hallelujah. Abafuni bayazama ukukwenqabela ngoba singabagiqiki abangcwele. Basibiza njalo, liyabona. Ngokunjalo nje uNkulunkulu uyasebenza. Uyabeka ibandla lakhe. Uyenza okwedlulisileyo lokunenge ngaphezulu kwakho konke lokho esingathi sikwenze kumbe sikucabange. Ulokhu nje esenguNkulunkulu lobu busuku njengalokho ayevele eyikho. Ngakho bangani abancinyane, mangilitshele enye into khona kathesi. Bantu bami abathandekayo abaligugu, lina lapha kuleli lizwe futhi labanye abasemazweni eThepu, lokho okuzabe kuphetsheya kolwandle loba ngaphi elikhulu, lingesabi. Yonke into ilungile. Ubaba uNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa wayekwazi izinto zonke eziza kwenzakala. Yonke into isebenza khona ngokunjalo. Liyamthanda na? Gcina inhliziyo yakho iqondile. Futhi khumbulani, lapho lomphefumulo usedlula, kulimpilo, kini bantu abadala, kumbe kini bantu abatsha, futhi lani bomama, lapho libona izingane zenu ezincinyane, leyo ngane encinyane eyinkazana, eyafa, ingakafikisi insuku eziyisificamunwembili ubudala, kumbe insuku ezinhlanu ubudala, uzabe engumfazi omuhle, omutsha, lapho umbona. Lo khulu omdala oyekhokhobeni wayengaboni lokubona lapho ayesiya khona. Lapho umbona ugugu uzabe eyindoda entsha enhle ekhangelekayo emutsha nje phose iminyaka engamajumi amabili ubudala ebuhleni bobutsha nje futhi uzakuba enjalo nini. Ungabamba isandla sakhe, ungaxawulana laye izandla, uzaphosa ingalo zakho umsingathi, kodwa akasoze abe ngumkakho, uzakuba engumfowethu. Oh mina bo, uzakube esedlula ukuba ngumkakho. Ucabanga ukuthi wawumthanda na sibili? Wawumthanda kodwa lokhu kwakuyifilimu. Mana uze uthole i-agapo, mana ukuze kuthi uthando lukaNkulunkulu oluqotho lulumathe. Futhi ke ubone ukuthi kuyini okuyikho. Lokhu lapha kunjengegodi lezibi elidala, elithunqayo, akukuhle, akulalutho kukho. Into kuphela engileluleka yona ukuthi liyenze kathesi, yilokhu bangani bami. Bye bye, kancinyane ngiza. Ngingathanda ukuthi ngithathe lezo ezinye izahluko ezimbili ngesinye isikhathi. Inkosi, ngifanele ngiphumule nje kancinyane. Kungakezi echathakwa. Manje angeke ngichumayele izinto lezi kuyo yona imihlangano. Kulokunengi ukunga inkolo eziningi ezehlukeneyo. Uyabona, leli libandla lodwa nje bona angeke ngilelungelo lokuchumayela phakathi lapho loba yini engifunayo leli lithebhanekeli lami bona futhi ngiyalitshela manje ngiyakholwa labo bantu basindisiwe yebo nomzana ngiyakukholwa sibili kodwa oh kanganani okuyikho ukuhamba lapho kusazi lapho uhamba khona kanganani wazi nje ukubakwazi lokho okwenzayo liyabo kuloku dayizela ukhubeka uhamba asimeni nje ekukhanyeni futhi sihambe ekukhanyeni futhi ubekwazi ukuthi uqonde yipi indlela kuliqiniso lokho inkosi ibe lani futhi nxa ilola lo wenu phakathi lapha kathesi engakabekwa endaweni yakhe ungabe ungasilutho kodwa umfazi wendlini awu uthi mfowethu Branham angaze ngenze ulutho empilweni yami angisuye mchumayeli awu mhlawumbe uNkulunkulu ukulethe la ukukhulisa imuli yabantwana phakathi kwemuli leyo yabantwana kungeza enye imuli yabantwana lo ozakuba ngumchumayeli ozathumela imiphefumulo yesigidi kuKristu kwakufanele ube la ngilapha okwenjongo belikwazi lokho na awu uthi konke engake ngakwenza kwakuyikuhara phezu kwalawo amagadi amadala futhi ngangiphuma phandle kusihlwa ntambama ngingazi ukuthi ngiphilise kanjani abantwana bami ngakhangela lokho okungabantwana okuncane okudubekayo kungaqokanga isicathulo sengahlala futhi ngakhala ngilenqola endala futhi mina lomo sahamba ebandleni ungakhathazeki mfowethu wena nje qhubeka umthando ulenjongo ngawe hlala nje ngendlela oyiyo qhubeka nje bona ungeke uchumayele intshumayelo kodwa ungaba ngukhokho walo ozakwenza lokho belikwazi ukuthi uNkulunkulu wabalela asiboneni kathesi laliyini ibizo lakhe uLevi ukubhadala okwejuni lapho esasekhalweni luka-Abraham lapho uMelkizedek ehlangana laye bangaki abakwaziyo lokho futhi kasiboneni Abraham wazala u-Isaka u-Isaka wazala uJakobe uJakobe wazala uLevi okwa kungubaba ukhulu ukhokho lapho esasekhalweni embewini kakhokho wakhe ibhayibheli lambalela ngokubhadala okwejumi kuMelkizedek mina bo mfowethu ongi kukhona omncinyane kukhona omncinyane ongumngisi owaguqulwayo khonale ngobunye ubusuku engilande wathi ngiyathaba sibili yebo ngithaba sibili ukuba kwazi ukuthi lokho kuliqiniso futhi ngolunye usuku oliyinkazimulo angikwazi ukuthi lolo suku luza kuba nini kodwa nxa lo kwakungumbono angitsho ukuthi ngangi lapho khumbula hlala kulalokho engqondweni makuthi ababamba amathepu benze okufanayo loba ngangisembonweni kumbe ngithwelwe emoyeni angikwazi kodwa kwakuqotho njengoba ngibamba umfowethu Neville njengalokho kuqotho nje futhi ngangikhangela futhi ngikhulume lalabo bantu futhi lapho kwakumi umkami wakuqala akazange amemeze mkami wathi mfowethu othandekayo lapho kwakumi inkazana engangivame ukuhambisana layo iminyaka edluleyo mhlawumbe abanye babantu bakhe abahlezi lapha u-Alice Lewis ovela e-Utica enhle sibili inkazana yobukhosi engumKristu waphuza ukuthatha empilweni futhi waba lengane yakhe yokuqala futhi wafa ekuzaleni umntwana Alice Lewis ngangena endlini yabomngcwabo ukubona ngangisanda ukufika nje ngekhaya ngezwe ukuthi usefile ngehla phansi lapha kwakungela muntu egamelweni ngathi kungaba khona owesifazana lapha unkosikazi ibizo lakhe kwakungu-Emerick futhi wathathwa ngumfana omuhle ongumKristu futhi wayeyinkazana enhle engumKristu ngangilonkazana lo yonke indawo zonke inhlobo zendawo lento yonke futhi nje singabantwana ijumi lasificamunwembili iminyaka elijumi lasificamunwemunye ubudala yonke indawo umKristu omuhle ngangingakazi ngazilute ngayo kodwa isiKristu esiqotho futhi ngangiyisoni kodwa ngangihamba laye ngangena futhi indoda yakhe yayingumKristu ozelwe kakutsha indoda eqotho futhi angizange ngibe kwazi ngabakwazi ukuthi wayefile ngangibone ephepheni futhi ngehla phansi futhi bangitshela ngaya phansi lapho kukhutsi futhi ngathi ngabe lilonkosikazi Emerick wathi Billy ukhona phakathi ekamelweni lapho ngangena phakathi lapho futhi ngama lapho eceleni kwebhokisi lomngcwabo ngacabanga Alice ngake ngaba sebunyameni bemigodi ngake ngaba emgwaqweni emnyama wena lami sake sahamba ndawonye phansi emigwaqweni futhi laphansi phesiya komfula lapho bevame ukuba lezikepe ezindala zombukiso sasihlala phansi lapho futhi silalele icaco likhala phezulu laphansi ezindleleni wawulininakazi impela ngibonga kanganani uNkulunkulu ngempilo yakho phumula dadewethu oligugu phumula ekuthuleni kukaNkulunkulu futhi ngobunye ubusuku embonweni nangu esiza engigijimela wathi mfowethu obusisiweyo futhi waphosela ingalo zakhe engisingatha mfowethu lo dadewethu kungiguqulile angisoze ngibe ngofanayo futhi kuqotho sibili nje kuqotho njengalokhu ngilikhangele kuqotho ngokunjalo ngakho akula kwesaba ngingafa ubusuku bungakapheli ngifuna ukukhulisa umfana wami omncinyane ngemuva lapho uJoseph ngifuna ukumbona kuphuphithi lapho ngingathatha leli bhayibheli lapho ngifika endaweni engibona uJoseph kuphuphithi echumayela njengomfana omutsha egcwaliswe ngomoya ongcwele ecotshwe ngumoya kaNkulunkulu phezu kwakhe futhi ngiyakholwa uza kuba ngumprofeti usuku lapho ngimbona iminyaka eyisithupha engakazalwa liyakhumbula ngilitshela ukuthi wayesiza khumbula lokhu engambiza khona khona lapho eceleni kwelathi ngingazi lokhu engangikutsho nginikela abantwana ngathi Joseph wena ungumprofeti futhi ngolunye usuku ngimile phandle egumeni weza kimi phakathi futhi wathi baba uJesu engabe elesandla njengesakho futhi ngathi awu yebo ndodana ngani wathi bengihlezi phezu kwebhayisikili lami ngikhangele uSarah lo ongudade wakhe omncinyane ukubuya ngekhaya evela esikolo ehlezi phandle lapho angisoze ngimyekele esiya phandle emgwaqweni wayehlezi emuva njengalokho futhi wathi mina ngakhangela phezulu futhi wathi lapho ngikwenza kwakule sandla esinje ngesakho kanye lo mkhono omhlophe phezu kwami futhi wathi saya phezulu wathi kwakuyisandla sikaJesu sisiya phezulu na ngakhangela umama wangikhangela sehla phansi saya kunkosikazi wuthu loba lapho angabe ekhona ehlezi lapho sambuzisisa emuva laphambili futhi yonke indawo esasi ngenelisa ukuyenza kwakungumbono kwakubona lapho ngingabona isikhathi sikaJoseph omncinyane emini ngithemba ngizaphila ngize ngimbone ethatha nxa uJesu ephuza futhi ngiyindoda endala indevu ezimpunga zilengile entanyeni yami lapho ngithume ngifuna ukuhambisa izigidi ezimbili kumbe ezintathu zemiphefumulo kuKristu nxa ngingakwenza kuyinhloso yami ukuthumayela ivangeli kulo lonke igumbi lomhlaba yebo numzane ngakho ngisize uNkulunkulu ngizakwenza ngakho lapho ngingabona leso sikhathi sisiza mfowethu Mike ngingakhangela isikhathi umama mida ngimbiza sithando sami bona yena sesisiba badala bona inwele zakhe zisiba mpunga futhi usibone sesiphela sichabalala uRebecca ngilokuthokoza ngoRebecca umfundisi wakhe wemusic wangitshela ngobunye ubusuku wathi mina bo nxa engagcina lokho mfowethu Branham uthi kunzima ukutsho lokho aza kwenza bona eqhubeka ngomusic ngimfuna futhi ngifuna uSarah kuorgan uBeck kupiano ngifuna uJoseph kuphuphithi lapho ngingabona lokho kusenzakala futhi mina lo mama sidayiza singena mina kudondolo lwami oludala ngobunye ubusuku ngize ngisehla phansi emgwaqweni futhi ngikhangele phakathi lapho futhi ngibone umfana wami emile lapho ecotshwe ngomoya ongcwele echumayela leli vangeli elifanayo ngifuna ukuthatha leli bhuku elidala futhi ngithi ndodana nanti lona la lingelakho wena mana lalo ungayekethisi elizwini elilodwa hlala kanye lalo sithando ungaqali angilandaba ngubani omelana lawo ngubani njalo uNkulunkulu uza kuma lawo chumayela ilizwi lonke ngendlela nje elilotshwe ngayo phakathi lapho futhi ubaba uza kubona ngaphesheya komfula ngizathanda ukwelula ngalapho futhi ngimthathe engalweni zami umngami futhi ngicaphele ngaphesheya kweJordan. Kuze kube yileso sikhathi uNkulunkulu ngivumele ngihlale lapho enkundleni ngithembekile. Ngivumela angilandaba lokho indleko eyikho kumbe kungaba ngaki lokho engikwenzayo kumbe lokho kumbe okunye. Mangihlale ngithembekile futhi ngiqinisekile elizwini likaNkulunkulu ophilayo ukuthi lapho lolo suku lusiza futhi ngicaphele lapha futhi ngingakhangela phesheya futhi ngithi nanku ke umngani wami oligugu mfowethu oligugu dadewethu oligugu chumayelo mutsha ngena enkundleni hlala ehanesini lonke lina bachumayeli abatsha lezinto lingahlali phansi lingahlali nje futhi lingenzi lutho phumani phandle khona le futhi lizuze imphefumulo yenza olunye ulutho khambani qalani ukuhamba ungami mchumayelo mutsha ngalapho uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho. Uyangikhumbuza lapho ngisase kuleyo minyaka. Ngiyacabanga futhi mhlawumbe ngimutsha kancinyane kulaye. Ngani le minyaka eyayiphose ibe ngamajumi amabili lokunjalo ubudala lapho ngibeka ilitshe legumbi lapho. Ngiyakhumbula ngangivame ukugqoka ijazi elilubala lwesibhakabhaka lebhulugwe elimhlophe futhi ngema lapho futhi ngabeka lelo litshe legumbi phose iminyaka engamajumi amathathu edluleyo. Bona ukuba ngangimdala okunganani ngangimfana nje ngimile lapho nje ngibeka lelo litshe legumbi. Angizange ngiyekethise ilizwi elilodwa ngilicinile ngendlela engabeka ngayo lelo litshe legumbi khonale yibufakazi bami obulele khonale lapho engakubhala khona ekhasini ngemuva kweBhayibheli futhi ngalidabula futhi ngalibeka kulelo litshe legumbi futhi lokhe lilele lapho futhi makulotshwe emakhasini elizwi likaNkulunkulu olaphakade ezulwini. Mangime ngiqinisekile ngize ngifike ekugcineni. Asikhothamiseni amakhanda ethu kaThesu okomzuzu ukuze sikhuleke ekuvaleni kwalobo busuku, ekuvaleni kwalezi isahluko esisodwa okungafanelanga. Kufanele ube lokunye lokuthi uyanjani phambili futhi abeke ibandla endaweni yakhe. Ngiza kuletha ini kwesinye isikhathi uNkulunkulu ethanda. Kumele ngiphumule nje kancinyane kaThesi ngingakayi echatako khonale komunye umhlangano omkhulu. Khona-ke ngiyadabula ngisuka lapho ngiye e-Oklahoma, ngisuka lapho ngisiya e-Klamath Falls, khona-ke ngisuka e-Klamath Falls ngisehlela e-California ngenyukela e-Yakima. Angisoze ngiphenduke kuze kube ngu-15 ncwabakazi olandelayo. Kodwa khangela mangikubuze enye into, nxa enye into ingenzakala kuwe kumbe mina leso sikhathi singakabuyi, nxa ngingacapha umfula ngingene elizweni lelo kumbe nxa ungacaphela kulelo lizwe leso sikhathi singakafiki, liyezwa isiqiniseko lobu busuku ukuthi sizahlangana lapho kuleyo ndawo. Nxa likwenza phakamisa isandla sakho uthi ngiyasizwa isiqiniseko enhlizweni yami. UNkulunkulu abusise inhliziyo yenu. UNkulunkulu alibusise. Nxa kulo yedwa lapho ongezwa lokho kuqiniseka ukuthi baza kuba khonani futhi bethanda ukuthi ungikhumbule mfowethu Branham ukuthi ngiza kuba laleso siqiniseko. Phakamisa isandla sakho, ngifuna ukuba khonale lami. UNkulunkulu akubusise ninakazi. UNkulunkulu akubusise.
Our heavenly Father,
Baba wethu osezulwini, siyaletha kuwe lobu busuku lelibandla sonke isandla ngokwazi kwami besiphezulu bonke ngaphandle komuntu oyedwa umphefumulo oligugu ngemuva lapha bekhathazeka nje kancane ukuba bengacaphela elizweni lapho okulothando lo kuNkulunkulu oliqotho olweneleyo enhlizweni yabo kuleyo nhliziyo yowesifazane lo oligugu ukuthi angeza kulelo lizwe nxa ebesifa lobu busuku lungadonsa umphefumulo wakhe okhathazekileyo elizweni lesithembiso likaNkulunkulu. Baba osezulwini, njengoba ngimile la kuleli phuphithi futhi ngachumayela futhi ngaginqa futhi ngakhala futhi ngacela futhi ngancenga, mangikucele kanye njalo Nkosi, mangicelele udade wethu emuva ngaye. Nkulunkulu, beka ngaphakathi kwenhliziyo yakhe lobo busuku lolothando lobuNkulunkulu, lowo moya ongcwele kaNkulunkulu, lokho kuthula okwedlula ukuzwisisa kuwe ukuthi angamukela umoya kwakho abekwe uphawu ngomoya ongcwele kuze kube yilolo suku. Ngifuna ukumbona Nkosi lapho sicapha ngaphesheya kwebholoho. Nxa kunxa kungelami, nxa kungelami ithuba lokucapha, nxa khona lokhu ongitshengise khona kuqotho, futhi ngicaphe lapho ngifuna ukuhlangana laye khonale, futhi ngimbone egijima, futhi angibambe ngesandla, futhi athi, "Mfowethu oligugu." Kwakuyilobo busuku lapho enye ilo yangitshela ukuphakamisela phezulu isandla sami lapho uqeda ukuthumayela ibhuku labase-Efesu. Ngaphakamisa isandla sami, futhi enye into yenzakala kimi emva kwalokho. Ngilapha mina sengimutsha kathesi, nini Nkulunkulu kunikeze kulo oligugu. Laba abaphakamise izandla zabo ukuthi babekwe uphawu ngomoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu uphezu kwabo, futhi bamukele umoya ongcwele, babekwe uphawu ngalolo thando lobuNkulunkulu enhliziyweni zabo. Siyakubonga njani ngabo. Nginanzelela Baba ukuthi phandle emhlabeni la matape azahamba, ama-microphone amaningi endlaliwe kuphulpiti, lokho okutsho ukuthi amatape ayenziwe. Sibuyela ngemuva ngani, ilizwi liza kube lihamba emazweni ehlukeneyo umhlaba wonke, bubhoda umhlaba amachumi amabili kumbe amachumi amathathu. Izizwe ezehlukeneyo ziza kuzwa. Ngiyakhulekela umuntu wonke ozwayo le tape, lo ongela themba lempilo elaphakade, lo ongela ubhaphathizo lukamoya ongcwele, mawuze enhlizweni zabo kamnandi. Siphe khona Nkosi, futhi makuthi mina nxa ngingasoze ngibabone kule mpilo lapho ngicaphela ngaphesheya kulelo lizwe, mabagijime futhi bangibambe, futhi nami ngibabambe, futhi bona simemeze mfowethu oligugu komunye lamunye. Uthi ngezwa itape yakho ngabase-Efesu ukuthi uNkulunkulu wasimisela kanjani ngaphambili empilweni elaphakade, futhi kwakukuleyo tape ukuthi ngamukela ilizwi likaNkulunkulu, futhi ngabekwa uphawu ngumoya ongcwele embusweni kaNkulunkulu. Siphe khona Baba, silisa bonke abagulayo labahluphekileyo, uzitholele inkazimulo kuwe ngokwakho, ngoba siyanikela konke lokhu kuwe kuyo yonke imizamo ebizweni likaJesu indodana yakho, amen. Kungaba khona omunye la ogulayo futhi ongafuna ukuba babekwe izandla phezu kwabo ukuthi bakhulekele, lingaphakamisa izandla zenu. Kulungile, lingahamba ngokuthula kathesi elathi khona lapho, futhi lime nje okwesikhatshana lapho umfowethu Neville esiza leyakhe. Oh, lokho kukhangeleka ukukhulekela abagulayo nje kukhangeleka kusiza phansi khona lapho okwazi khona lapho omekhulu khona kanye. UNkulunkulu uyakwazi konke lokho. Lapho ngisizwa leyo ngubo, khumbula nxa uphila lapho ngihamba lingikhalisele leyi kholwa kuphela. Khumbula kangifanga, angiyikuba khatshana lani, ngilalele kiyo, angeke ngife. UJesu wangipha impilo elaphakade, uza kungivusa ngosuku lokugcina. Ngizalibona, futhi nxa lihamba ngiyakholwa into efanayo ngani. Ngiyakholwa sizabonana njalo. Ngikhangele leli ninakazi eliligugu elimiyo lapha kanye lenwele ezimpunga. UngumKristu ogcwaliswe ngomoya wakhe, umlindele ukuthi abuye. Ngimile phandle lapho nje ngilindele isikebhe ukubuya lapho. Amen. Oh, dadewethu.